Fakaza, yodade umncinyane, emuva ngale, icabanga ukuthi, uyatshengisela, leyo ngoma. Oh, uthando, lukaNkulunkulu, luzike okunganani, njalo lumsulwa, kalula mkhawulo, njalo luqinile. Lusuku bani, okuyilo kithi, masithi nje, okuthula, kanye lamakhanda ethu ekhotheme khathesi, sihlabele leyo enkosini nje, ngaphambi komkhuleko nje, thethi, ha ungathanda siphe ichuni, encinyane, futhi nje, kasiyihlabeleni, ku amakhanda ethu ekhotheme, amehlo ethu, evaliwe, ngaphambi nje komkhuleko. Nga, i-inki, wonke amanzi, aphendule, aba i-inki, futhi, ezipakapaka zonke, zenziwa zaba liphepha, lesikhumba, sokubhalela, lohlanga lonke emhlabeni, lulusiba, lomuntu wonke, engumbhali, okusebenza, kunjalo kungeke kuchasise uthando lukaNkulunkulu, kusendo, luka Adamu, olwawayo. Siyakubonga wena baba ngegazi lelo eliligugu lenkosi uJesu futhi ngalokho kusa okuyisikhumbuzo sokuvuka futhi ngothando lwakho oluhle ngayo olugcwaliswe ndawo yonke enhlizweni zethu lamuhla ngomoya ongcwele ukusiletha ebudlelwaneni kanye laye lowo ophezulu umdali Usileta, ebuzalwaneni, emhlabeni, obungakaze, edlulwe. Akula kilapu, akula sifungo, esingasoze, singasoze sikufananise. Lobuzalwane, bamadoda labesifazane, abazalwe kutsha. Futhi, uza kuba ingoma, yabangcwele, ezingilosi, uze kube nini lanini. Siyakhuleka lamuhla ukuthi uzabusisa konke esikwenzayo ekuzameni ukutshengisa ukubonga kwethu ezinhlizweni zethu kuwe ngalokho osenzele khona nokuba kwazi ukuthi kwakungasizo kuphela inhliziyo zabafundi ezenziwa zajabula ngalokho kusa uMaria, noMaria Magdalena, kodwa lathi njalo, abafundi bakho lamuhla, inhliziyo zethu, zenziwe zajabula, ngehola lapho sithola ukuthi, akafanga, kodwa uyaphila, makuthi, ahlale ephila enhlizweni zethu, phakathi kwethu, siyacela ebizweni likaJesu, amen. Bekungeke, kube lomuntu, ongachaza ukuvuka, manje. Kulokhu kusa, kokuvuka, kuyisikhathi esimangalisayo, kakhulu, ngezenzakalo, ezincane ukuba zithathe indawo, ebandleni lamuhla, labo ngomama benikela abantwana babo. Kuyinto entsha, eyinye into isingezelele, ekhaya labo, esinye isibusiso, esitsha, sibuye kubo, futhi bayafuna, ekubuyiseleni, bekuphe kuNkulunkulu. Futhi emva kokombiko wekuseni siza kuba lo mkhuleko wabagulayo ukuthi uzavuswa emkhuhlaneni wakho ekuphileni okutsha konaye asinyane emva kwalokho kulabo abangakabhaphathizwa siza kuba lokuvuka kwalokho lingcwatshwe emanzini ukuze livuke ebutheni bempilo konke kuyikuvuka kulokhu kusa ukuvuka. Inhliziyo zethu zenziwe zajabula futhi zakhanya lapho sihlabela ingoma futhi silalela ubufakazi babanye balokhu kuvuka okumangalisayo kwalokhu kusa futhi sikhangela phandle futhi sibona uNkulunkulu ujabulile ngakho izihlahla ziyavuka. Esinye isikhathi esidluleyo phansi eKentucky umnumzana uDlami sasizingela osinti futhi sahamba endaweni yendoda leyo ndoda ngabe ihlezi ikhona khathesi ngakho konke engikwaziyo futhi wayemele ukuba ngongakholwayo. Futhi umfowethu Wood wambuza wathi, ngingazingela osinti endaweni yakho na? Wathi, yebo Wood, ungazingela osinti. Qhubeka ubuyele. Wathi, awu, ilethe kanye lami umalusi wami. Futhi wathi, Wood, awutsho ukungitshela ukuthi usuphansi kakhulu okokuthi sokufanele uhambe lomthumayeli kanye lawe isikhathi sonke. Futhi wangibiza ukuzengazisa. Futhi umfo ayethe wayengathi uluhlobo lomfo olukhuni. Wayetshelwe ngabanye ukuthi kodwa wayengela ukubona ulutho olungamenza akholwe. Futhi kwakulesihlahla se-aphula simile lapho engangikhe kiso i-aphula. Kwakukuncwabakazi. Futhi ngathi kulindoda emneni, ngathi sidala okunganani leso sihlahla. Futhi wathi iminyaka engamachumi amathathu okunye kumbe okunjalo wayesihlanyelile. Futhi ngathi ubusidla ama-aphula kusukela sithela na? Yebo mnumzane. Ngathi kuyini okwenzakala kuleso sihlahla na? Nga ungasikhangela sekungumncwabakazi khathesi, sekungumkhathi ochisayo isikhathi sonke, kodwa khathesi amahlamvu ayawa esihlahleni leso. Futhi umhluzi usuchiya ingatsha usiya phansi empandeni. Nga ungahlala phezulu lapha ebusika isihlahla asikuba khona futhi, kodwa uyehla phansi emhlabathini ukuzifihla emoyeni oqandayo. Nga wahlala phezulu lapha siza kufa, sasingasoze sithele ama-aphula futhi, kodwa uyehla phansi ukuzifihla empandeni ukuphenduka ngomnyaka olandelayo ukukulethela ama-aphula evela kwenye indawo lamanye amahlamvu. Futhi ngathi, manje mnumzane, ngiyacela ungitshele ukuba yiphi inhlakanipho enza umhluzi usuke esihlahleni kungakabi lomkhathi oqandayo futhi wehle phansi empandeni ukuyacatsha. Nxa ungangitshela ukuba kuyini okwenza lokho, futhi ungichasisele khona lokho okukwenzayo, khona-ke ngiza kuyekela ubeka isandla sakho kuNkulunkulu. Ngathi, faka amanzi esigodweni futhi ubone nxa kungakwenza. Bona nxa ukuntshintsha kwesikhathi kungakwenza, kukhona enye inhlakanipho ebalekisa umhluzi lo phansi empandeni yesihlahla. Futhi-ke ubuyise njalo lempilo entsha lo nguNkulunkulu. Futhi wathi, angikaze ngiye esontweni kangako. Wathi, kodwa kwakulomthumayeli oweza lapha e-Acton ngesinye isikhathi. Futhi watshela umfazi othile owayehlala ngaphetsheya koqaqa ukuthi udade wakhe wayesemhlanganweni ngobusuku lobo. Futhi wamtshela ukuthi wayekhulekela udade owayele mvukuzane. Futhi wathi, umkami lami sasilapho ukuzomncedisa. Futhi wathi wayesesimweni esibi kakhulu ele mvukuzane yesisu, baze benza ukumchibilikisa embhedeni wakhe ngelembu lokunjalo. Udade wakhe waphendukisa ihenki wathi, emva indoda isimtshelile ngesimo sakhe lakho konke, wathi, beka ihenki phezu kwakhe. Futhi wathi, uphilile lamuhla. Futhi kuyatshengisela ngathi inhlakanipho efanayo eyatshela umhluzi lowo esihlahleni unyaka ngomnyaka khona ngaphambi kwamehlo akho ukuba ukwehla phansi empandeni futhi ucatshe, kwakuyinhlakanipho efanayo eyangitshelayo ukuthi owesifazane uzasiliswa lapho ebeka i. Ngathi, lokho akusomfihlakalo kangako. Kulo mthumayeli ongcono kakhulu ome egumeni lakho laphambili isihlahla lo okutshela umnyaka ngomnyaka. Nxa singathalaza nje hlangothi zonke sibona uNkulunkulu ndawo zonke usesihlahleni sonke ekhasini lonke lotshani. Akula lutho olungakuletha kodwa uNkulunkulu. Singaletha enye into ekhangeleka njengakho kodwa hatshi impilo leyo nguNkulunkulu. Manje ikhasi elincinyane lotshani selingezelele kwezinye izindlu lapha. Futhi Sifuna ukunikela ingane lezi ezincane enkosini. Teddy, sile ngoma encinyane lapha esiyihlabelayo. Baletheni. Ungayikhalisa leyo nje lapho omama abafuna ingane zabo zinikelwe. Labo baba bazaletha abancinyane babo phezulu lapha elathini. Futhi silamaluba ephasika amancinyane lapha elathini lokhu kusa. Basilawo na ninabo, ninabo. Icabanga ulabo Maria, uRute, uRebecca, uJacobe, abancane, uPauli, loJohane, bonke ngalapha amaluba ephasika amancinyane okwesinye isizukulwane. Ugolongile khona lapho yakholo umfowethu Bela ufuna ukuthatha ipikitsha yalu mfo omncinyane omelapha umzukulu kamfowethu Hood, udadewethu Hood laphaya, futhi labanye bayabuya manje labancinyane babo. Wozani khona phambili bakwethu. Lokho kulungile mfowethu Neville. Kukhulu ukuhlangana esibophweni somtshado ongcwele kugcotshwe nguNkulunkulu. Futhi ngesibopho somtshado ongcwele kuletha lezi ngane ezithandekayo ezincane. Umele ungitshele ibizo layo lapha kathesi. Brenda Sue ukhanyeleka wahlukile sibili ngane kulalapho ngikubona kuqala. Awu nangu lapha uBrenda Sue Hood omncinyane, igugu elincinyane eliqotho ezinhlizweni zethu sonke. Uthi ikakhulu olumama omutsha lobaba. Futhi ezikhathini zeBhayibhili abantu abaningi bayafafaza lezi ingane, kodwa siyazama ukulandelisisa indlela yeBhayibhili ngalokho esingakwenza. Asiboni lapho abake bafafazwa khona eBhayibhilini, kodwa balethwa enkosini uJesu futhi wababusisa. Futhi siyabathatha njengenceku zakhe futhi sibaphakamisele kuye. Ngiyakholwa ukuthi iyazi ukubana ubaba mkulu uthabe okunganani. Uyazi ngakho kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Nkosi Jesu mntaka nkulunkulu owanikelwa icala lethu, futhi kuyinto eligugu ukubona abantwana abancinyane belethwa kuwe esikhumbuzo salokho okwenzakalayo iminyaka eminingi edluleyo, lapho omama labo baba beletha abancinyane babo kuwe. Sibambe phambi kwakho lamuhla engalweni zokholo uBrenda Sue Wood omncinyane lo othunyelwe emulini kamfowethu David lomkakhe oligugu. Baba Nkulunkulu usisa lumntwana, bavuma ukholo lwabo kuwe lapho beletha umntwana wabo ekuhlanganisweni kwabo. Futhi siyakhuleka ukuthi uzabusisa futhi inhliziyo zabo ngazikhudunyezwe ngomoya ongcwele ukuphila impilo ezilobu uNkulunkulu, impilo ezinikelweyo ukuthi lingane iza kukhuliswa ekhaya lamaKristu, akhuliswe ekumesabeni uNkulunkulu futhi iphile ende impilo ejabulisayo lapha emhlabeni, futhi ekukhonze izinsuku zempilo yakhe. Futhi lasenkazimulweni lapho izimuli ezibuthana khona, makuthi uBrenda Sue omncinyane nobaba wakhe lo mama labantu babo bonke babuthane esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu behlengiwe ngomusa kaKristu. Simphakamisela kuwe khathesi dadewethu omncane, khathesi ngiyakunikela enkosini uJesu Kristu okwempilo yenkonzo kuye ebizweni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Amen. UNkulunkulu akubusise. Marilyn, David, injabulo eneni lempumelelo makuthi omncinyane aphilele umbuso kaNkulunkulu. Manje nangu umfana olungileyo ukubobotheka okukhulu ebusweni bakhe. Ibizo lakhe Sharon Rose Dalton. Dalton ngabe eyingane kamfowethu Edna? Awu, ngezinye indlela Phosi, iminyaka elithumi lambili edluleyo uNkulunkulu wathatha engalweni zami uSharon Rose omncinyane osezulwini lamuhla, futhi manje ukumnikela kuye uSharon Rose Dalton omncane. Ziyamazi umfowethu Ed nodadewethu Dalton lapha njengabangane bethu abaligugu, ingane ethandekayo kangaka. Baba wethu osezulwini, siletha kuwe uSharon Rose omncinyane esikhumbuzo senkosi uJesu omkhulu owama emhlabeni, futhi baletha kuye amankazana amancinyane njengalawa. Ngiyakhulekela lingane inkosi, mayiphile yokuqina lempila kahle, mayiphilele inkazimulo kaNkulunkulu busisa uyise lonina, mayikhuliswe ekumesabeni uNkulunkulu bavuma ukholo lwabo kuwe lapho beletha ingane yabo kuwe. Manje sinikeza kuwe uSharon Rose Dalton omncane ukuthi uza kubusisa impilo yakhe Nkosi. Iyamnikela engalweni zikanina noyise kuwe Nkosi yami lomsindisi Jesu Kristu okodumo lwakhe. Amen. UNkulunkulu akubusise dadewethu lawe mfowethu. Oh, inabo umfana omncinyane ogulayo luyini uhlupho lwakhe? Enye into eyahlukileyo ngiyamkholwa Nkosi uNkulunkulu, ngithwalela kuwe umasono omncinyane. Ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi uzathatha lingane engiyibambileyo lapha engalweni zami ukumnikela kuwe. Ngiyaqalekisa lokhu kuhlupheka phezu kwakhe ebizweni likaJesu Kristu, makuthi umasoni omncinyane abekwe engalweni zakho Nkosi, futhi makuthi ukuhlupheka kumchiye, makuthi ingane iphilele udumo lenkazimulo kaNkulunkulu. Abazali batshengisa ukholo lwabo lapho bemletha, ma usilise umntwana futhi umenze aphile, akaphilele inkazimulo kaNkulunkulu ukuba akukhonze Nkosi. Nkulunkulu, inikeza kuwe umasoni omncinyane ebizweni likaJesu Kristu ngokwempilo yakhe nokusiliswa kwakhe. Amen. Kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Oh, inkazana encinyane layo, awu lokho kuhle. Woza phezulu lapha mfo omncinyane, ana khona phezulu lapha. Ibizo lakho ngu Samna, mfo wethu lodade wethu Samna. Yakholwa uvela eGeorgia, awuveli khona na? Ngacabanga ukuthi ngakhumbula umkhuleko kulabantu abaningi phansi lapho. Lokhu yi Latrell, Dwayne, no David izwile amabizo abo, makuthi uNkulunkulu abhale amabizo abo ebhukwini lewundlu lokuphila. Baba wethu osezulwini, siletha abathandekayo labo kuwe lokhu kusa, lapho ngibeka isandla sami phezu kwenwele eziphothiweyo emakhanda abo, inwele ezincinyane ezibuthakathaka zabafana labo. Oh Nkosi, babusise abazali babo, batshengise uthando lwabo lokholo lwabo kuwe ngokuletha abantwana babo, futhi sibanikela kuwe Nkosi lapho bethathwa engalweni zabazali ukuzokuma lapha kuleli ilathi ngalokhu kusa ukuzonikela impilo kuNkulunkulu. Babusise Baba, siyakhuleka ukuthi uzabavumela baphile ukuba bathokoze insuku zonke zempilo yabo, impilo elaphakade emhlabeni ozayo. Mabakhuliswe ekumesabeni uNkulunkulu ekhaya lesiKristu. Manje ngokuthunywa nguJesu Kristu uphiwe umzekeliso ubatshumayeli bakhe ukuthi kufanele balandele njengalokho akwenzayo. Ibaletha kuwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Phansi le ekukhazimuleni kwelanga elizweni laseGeorgia, lingane yalethwa lapha nguyise othandayo lonina ukuba anikelwe kuwe ulesi sikhumbuzo salokhu kusa, woyinkezo yomusa wakho emulini yabo. Ngiyakhuleka ukuthi uzababusisa uRin omncinyane, umama lobaba wakhe, futhi batshengisa ukholo lwabo kuwe ngokuletha umntwana befuna izibusiso zakho phezu kwakhe. Futhi akaphile futhi abe ngoqinileyo lo mKristu othokozayo insuku zonke zempilo yakhe, futhi abe lempilo elaphakade ensukwini ezizayo emhlabeni ozayo. Siphe khona Baba, njengokuba uphakamisa izinto ezincinyane ezihlabusayo kanje njengabantwana laba lokhu kusa engalweni zakho uqobo, izimuli sezitshenisele ukholo lwabo kuwe ngokubaletha encekwini zakho. Futhi siyabusisa uReni omncinyane futhi simnikeza kuwe kusukela engalweni zabazali bakhe, usiza kuwe ebizweni likaJesu Kristu ma umbusise. Amen. Usiswa mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Ren, asihlabeleleni indima encinyane eyodwa nje yalokho. Ngizakuthanda kanjani ukuba ngime emzileni futhi ngikhuluma mayelana omunye wabafu abancinyane, kodwa ngiyaphuza kakhulu nje kungenani. Futhi abantu bamile, umfowethu Hood wangitshela ngalokhu kusa, wathi umhlane wakhe ubuhlungu njengokuma. Alikwazi ukuthi ilithakazelela okungakanani limile futhi lilindele. Futhi ngizaphanyisa njengombiko ukukwaniseka. Futhi ulalelisise sibili, angizange ngibe lesikhathi sokulungiselela inkonzo yekuseni kumbe lumbiko lokhu kusa okwesikhatshana nje idobhe isifundo enye into eyahlukileyo. Futhi iphasika edluleyo ngatshumayela ngesihloko ephila wangithanda, esifa wangisindisa, encwatshwa wathwalela izono zami kude, evuka walungisisa ngesihle nini lanini. Elinye ilanga uyeza, oh usuku oluyinkazimulo. Futhi ke lokhu kusa sithumayele ngesifundo ngiyazi. Futhi khathesi nxa inkosi ithanda ifuna ukubala esahlukweni sikamakho ongcwele, futhi ikuleke kanye lami khathesi. Futhi khona kanye emva kwalokhu kuza kuba yinkonzo yokusilisa. Futhi ke emva kwenkonzo yokusilisa kuza kuba yinkonzo yobhaphathizo. Futhi ke inkonzo ziza kuba lobu busuku ngehola lesikhombisa lengxenye manje uMarko 16. Futhi kwathi isabatha selidlulile, uMaria Magdalena, uMaria unina kaJesu, noSalome babelethe amakha ukuze bebuye futhi bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Futhi bakhulumisana besithi, ubani ozasigiqela ilitshe lisuke emlonyeni wethuna na? Futhi bathi bekhangela babona ukuthi ilitshe ligiqiwe ngoba lalilikhulu kakhulu. Futhi bengena engcwabeni babona ijaha lihlezi ngakwesokunene lembethe isembatho eside esimhlophe, besaba. Futhi bathi kubo, ingesabi, udinga uJesu waseNazaretha obebethelwe, ovukile. Kakho lapha, khangelani indawo lapho ababembeke khona. Kodwa hambani indlela yenu, futhi itshele abafundi bakhe kanye loPetru ukuthi uzakulandulela ukuya eGalili, lapho eliza kumbona khona njengokutsho kwakhe kini. Futhi baphuma ngokuphangisa, futhi babaleka engcwabeni ngoba bathuthumela, futhi bamangala, futhi abakhulumanga lutho emuntwini ngoba babesesaba. Manje wathi uJesu esevukile ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki, wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekuphekuye odeveli abayisikhombisa. Futhi yena wasuka wahamba futhi wabatshela labo ababelayo lapho lapho belila bekhala
uyabona
babe sesiloteni labo futhi bona lapho sebezwile ukuthi uyaphila lokuthi bonwe nguye abakholwanga awazwisiseki kanjani amazwi kaNkulunkulu emva kwalokhu wabonakala ngesinye isimo wababili babo lapho behamba besiya emaphandleni futhi lapho futhi bahamba futhi bawutshela abanye lalabo babaze babakholwa emva kwalokhu wabonakala kwabalitshumi lanye behlezi ekudleni futhi wabasola kanye ngokungakholwa lobulukhuni benhliziyo ngoba bengakholwanga labo abambonayo esevukile futhi wathi kubo hambani emhlabeni wonke lichumayele ivangeli kukho konke okudatshuliweyo lowo okholwayo futhi abhabhathizwe ozakusindiswa lowo ongakholwayo uzakulahlwa futhi lezi zibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo ebizweni lami bazakhupha odeveli bazakukhuluma ngendimi ezintsha bazakuphatha inyoka uba benatha loba yikuphi okubulalayo kakuyikubalimaza bazakubeka izandla phezu kwabagulayo basile njalo-ke inkosi isikhulumile kubo yakhutshelwa ezulwini futhi yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu futhi bona baphuma futhi bachumayela endaweni zonke inkosi isebenza labo iqinisa ilizwi lezibonakaliso zilandela amen.
I would like to take a text from
ngizathanda ukuthatha isifundo emabaleni amabili hambani liyetshela uyazi akuncedi lutho ukuba uhambe nxa ungela lutho lokutshela icabanga lokhu kube luhlupho oluningi lwalamuhla siyahamba ukuyatshela siyahamba kodwa asila lutho lokutshela akula lutho olulusizo akula lutho olungasiza abantu kodwa nxa singalandela izilayezo njengalaba abafundi laba abathola ukuthunywa silokuthunywa okufanayo hambani liyetshela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo hambani liye kukhuluma bonani kuthi hambani likuchumayele futhi litshengiselezi izibonakaliso ukuthi ngiyaphila kwabafileyo umbiko bani hambani litshele futhi hambani liyetshengisa abafundi bami lezi zinto elizibonileyo ukuthi angifanga kodwa ngivukile kwabafileyo embikweni wekuseni lokhu kusa sithole ukuthi sonke silesilotha esincinyane senhlupheko lezi vivinyo esihlala siphakeme phezu kwazo kwezinye izikhathi silindele induduzo sathola ukuthi ukhokho omkhulu uJobe waba lombono ngoba babe ngakabi lephasika kodwa wabona kude iminyaka eyizinkulungwane ezine kulokhu kusa wabona kude iminyaka eyizinkulungwane ezine iphasika futhi waklabalala ekuhluphekeni kwakhe iyazi umhlengi wami uyaphila insuku zokucina uza kuma emhlabeni anxa emva kokuba impethu zichitha lumzimba kukanti enyameni yami ngizabona uNkulunkulu manje emva kwephasika siyathola ukuthi uNkulunkulu wapha umuntu ukuthunywa hambani liyetshela futhi nxa ungatshela lokhu kuza kukulandela hambani futhi liyetshela manje akuncedi lutho njengoba ngitshilo ukuhamba ngaphandle ulento yokutshela futhi nxa ulombiko ongayisiwo wokutshela khona-ke akuyikunceda lutho kumele utshele lokho okuyimfihlo ngesinye isikhathi esedluleyo ngangibala ebhukwini omfana omncane owaye wangena umncintiswano futhi kulumncintiswano wayeza kuzenzela ibizo elidumileyo loba nguphi umfana omncane ongagcina ibala lokuvunyelwa ukwedlula engqondweni yakhe aze afike endaweni ethile futhi wayeza kukhuluma leli bala lokuvunyelwa ukwedlula futhi umgcini wesango wayeza kumvumela adlule. Lokho kwakuyikuhlola i-IQ yomntwana. Futhi lapho efika endaweni ekhuluma ibala lokuvunyelwa ukwedlula ayeliphiwe, isango lalizavuleka futhi wayeza kuzuza udumo olukhulu. Omunye umfana omncinyane elenyawo ezilesiqubu sibili futhi ekwazi kuhle lakamhlophe ukuthi wayengachiya abanye abafana bonke emncintiswaneni. Ubumbe wayengacabanga ukuthi wayengakwenza. Wafundela usuku ngosuku ukugijima ukuthi wapompa kanjani amaphaphu akhe amancane, walungiselela umzimba wakhe ukuba ngofaneleyo ukuze angadinwa lapho egijima. Futhi wafundela ukuthi uqalisa njani ngenyawo zakhe futhi aziphose phambi kwabanye bonke abafana, lokuthi ufanele aphefumule njani ngesikhathi sokugijima kwakhe ukuze agcine umoya wokuphefumula owawubuya emzimbeni wakhe ukumqhuba epompa ukuthi ungaphuzisi inhliziyo yakhe kakhulu. Wakufunda kumacele wonke ayengawe yenelisa. Futhi ekuseni lapho umncintiswano uqalisa khona kwakulabafana abedlula ikhulu lamachumi amahlanu besemzileni ngobudala obuthile. Umfana omncane wayengumfana olingene kahle ngobudala bakhe. Futhi wakhumbula konke ukufundela kwakhe futhi walungiselela. Wangena emzileni wabeka ubuso babo obuncane entanjeni eyayiphuma lapho bafuqela amakhala abo ngakuyo. Wayefunde yonke imithetho yalokho ezilungiselela. Futhi-ke lapho ubhobho udubula futhi intambo yaqanyulwa, abafana abancane beqela phambili futhi lumfo omncinyane eqinile kakhulu okwenyama waze weqela khonale phambi kwabanye babo bonke. Futhi phansi emzileni wahamba ngesiqubu esesabekayo efundiswe kahle waze wagijima wachiya umfana wonke owayesemncintiswaneni. Futhi wayeselapho okwesikhathi eside sibili dawumbe umzuzu ubumbe eminengi ngaphambi kokuba abagijimi ababesedlula bonke bengakafiki endaweni. Kodwa konke ukufundela kwakhe okomzimba wayesekhohliwe ibala lokuvunyelwa ukwedlula. Wayesekhohliwe into uqobo ayezayitsho ukumvumela angene esangweni. Futhi wabuyela emuva laphambili futhi walicabanga futhi wadinga engqondweni yakhe. Wayephatheke kakhulu okwenyama izimo zenyama yomzimba wakhe waze wakhohlwa into eqakathekileyo. Khona kusehla entanjeni abanye abafana abangazange bagijime ngesiqubu bakhumbula ibala lokuvunyelwa ukudlula futhi bangena. Ngakho kunjalo lamuhla siphatheke kakhulu ekwakheni indawo zokukhonzela ezinkulu lamabandla lezakhiwo lokunjalo. Futhi siphatheke kakhulu ekugcineni amabandla ethu esimweni esihle kanye lezakhiwo ezinhle lezihlalo ezinhle lamacaco amahle abachumayeli bethu befundiswe kahle sibili balama-degree kadokotela LD, PhD, LLD. Kodwa siyakhohlwa esikugijimelayo yilo uhlupho. Hambani yetshela abafundi bami ukuthi ivukile kwabafileyo futhi izahlangana labo eGalili. Sikhohlwe ibala eliyisiqokoqela besibambeke ngezinye izinto, sisenza amabandla amakhulu, sisakha inhlanganiso zamasonto ezinkulu, saze sakhohlwa ibala eliyisiqokoqela. Impilo eziningi zasindiswa ngenxa yokulungiselela izenzakalo ezizayo. Ngesinye isikhathi esedluleyo ngatshelwa ukuthi eFlorida indoda yezindaba abezomkhathi bathumela umsakazo wendaba ukuthi kwakulesiphepho esikhulu esizayo. Futhi umuntu oyedwa wayengumfuyi wenkukhu futhi waya kumakhelwane wakhe futhi wamtshela ukuthi isiphepho siyeza. Akunakananga futhi wathi umpedo futhi wayelokhu eqhubeka akavalelanga inkukhu zakhe. Kazange angene emgodini wokucatsha, akazange enze amalungiselelo. Futhi umakhelwane wakhe wenza amalungiselelo kodwa konke alowo ongazange athathe isikhwayiso, inkukhu zakhe zonke zavunguzelwa khatshana futhi zabulawa, indlu yakhe yadilika, izifuyo zakhe zalahleka, wahanjiswa esibhedlela. Konke ngoba akazange alalele isixwayiso, wayekwazi ukuthi umbiko wawuphiwe, kodwa wehluleka ukulalela umbiko. Yiyo indlela okubuya ngayo lamuhla ngeningi labantu bethu, ngeningi lamabandla ethu. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli liyafundisa ukuthi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli liyafundisa uJesu wathi uJohane ongcwele 14:12, lowo okholwa kimi lanxa imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye imisebenzi emikhulu kulale uza kuyenza ngoba ngiya kubaba. Manje besiphatheke kwezinye izinto, singathathi isixwayiso, singalaleli, sigijimile kodwa singalaleli umbiko, sihambile kodwa asazanga okokutshela lapho sifika khona. Insuku ezintuthwane ezedluleyo, lapho amabandla alumhlaba, lapho amabandla esiKristu eyaniswa lokuhlaziswa, lapho ehloniphekayo ledumileyo inceku emesabayo uNkulunkulu uBilly Graham walethwa ubuso lobuso leBhayibheli, wayegijimile kodwa wayesekhohliwe umbiko. Lapho uMohammed wema ebusweni bakhe ukuthi wamtshela ubaleli ulilizwi likaNkulunkulu, asiboneni ulenza ibonakaliswe, wayegijime kahle imvuselelo ezinkulu, izinto ezinkulu, kodwa lapho kusiza endaweni wayengelawo umbiko. Ngivukile wabafileyo, ngingofanayo izolo lamuhla lanini nini. Egijima ngokwenyama amabandla amahle, amalunga amanengi, inhlanganiso zamasonto ezinkulu, kodwa lokho akusikho okuyindikimba. Khangela okwalandelayo, futhi lezi izibonakaliso zizabalandela abo abakholwayo. Hamba, kodwa wayengakwazi okokutshela. UNkulunkulu akaze athume umuntu aphandle amuphe olunye ulutho lokutsho. UNkulunkulu uhlezi eqinisa ilizwi lakhe. Uhamba, kodwa ungenelisi ukutshela lapho usufikile lapho, kungelandaba ukuthi zinkulu okunganani imvuselelo zenu, ikhulu okunganani ibandla lakho eliyikho, kumbe inhlanganiso yesonto yakho inqoba okunganani ezinye. Nxa ungela enye into yokubatshela, uyini olakho kodwa ixuku labantu libuthene ndawonye njengekilabhu. Silombiko wokutshela umhlaba uJesu uyaphila, akafanga. Ukulalela umbiko kuleli lizwe elikhulu esilokubonga ngalo khathesi, iUnited States yaseMelika, kuyo yonke inyakanyaka yayo, ekuhlambazeni kwalo konke, yonke imicijo yayo emibi. Kunjalo ilokhu iyilizwe elikhulu emhlabeni, futhi ekuqaleni ngoba kwakubekwe kuhle, ayithwalanga umbiko. Iminyaka eminengi edluleyo, lapho isasebutsheni bayo, indaba iza engqondweni yami ukuthi amaBritish ayezathatha inhlanganisela yaleli lizwe, futhi kwakube leqembu lamadoda ayezibuthanise ndawonye, futhi babesemsebenzini belindile, futhi wakulebhiza lalimile libotshiwe lomgadi elungiselele ukugada ngaloba yuphi umzuzu. Into yokuqala ayitholayo kwakuyisibonakaliso ukuthi amaBritish ayesiza, futhi wagada ibhiza lakhe. Wakuzamnceda ngani ukuba akhuthaze ibhiza lakhe ukuba likhithiwe? Wakuyanceda ngani ukutshaya ibhiza futhi azame ukwenza indlela yakhe kusukela ebandleni lelo besiya eBoston? Wakuzamnceda ngani? Wayengela mbiko wokutshela abantu, babezakwazi kanjani ukuba bezilungiselele? Paul, rivye wethu wesimanjemanje ugijime kuhle, Kodwa ayagijima nje. Akulambiko. Ihola lilapha. Isiphithiphithi sesikhona. Umhlaba usekugcineni. Amabandla sehlanganelo nomphela wabo. Amazwe asehlanganelo nomphela wabo. Impilo yomuntu isihlanganelo nomphela wayo. Isayensi isihlanganelo nomphela wayo. Sizenze inhlanganiso futhi senza amabandla amakhulu salolonga abachumayeli bethu futhi sababeka ngokomzimba ndawonye ukuthi bakwazi ukuthi besebenzise njani izenzo zabo nezandiso ongwaqabathwa babo labonkamisa babo lezinto zonke ziqondile njengokusebenzisa ingqondo ukubambana labantu kodwa lokho ayisikho uJesu akuchoyo ebizweni lami baza kuxotsha odeveni baza kukhuluma ngendimi ezintsha nxa inyoka ezibulalayo zingabaluma akusoze ubalimaze nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila. Umhlaba ufuna isithunywa esilombiko ukutshela enye into futhi abekwazi ukuthi umbiko uvela ngapi lokuthi uvela kubani. Paul rive lapho egada ibhiza lakhe, indoda eliqhawe, indoda esembalini, ingqeke kuphela kulelizwe lokuba lembali ngalo. Wenza lokho kugada okukhulu kusukela emastebhisini ebandla elombiko oyethusa umuntu wonke kusukela waba ngabayanga bokucina usiya konothe kakhulu kusukela kumlimi usiya kusomabhizimusi amaBritish ayeza uthi amasotsha abizwa ngesiphangiphangi azilungiselela ukuhlasela uthi lesi sizwe esikhulu sasindiswa. Nga leli lifa likaNkulunkulu, nga laba bantu, uNkulunkulu abafelayo, nga leli bandla elibizwa ngebizo lakhe, lingasindiswa. Kufanele sibe lesithunywa esilombiko ovela esihlalweni sobukhosi, ukuhlangana lokugolombayo kwalolu suku kuloGoliyathi. Kodwa uNkulunkulu ngempela uzakuba loDavida kwenye indawo. Kumele sihlangane yokuqhumayo kufanele sibe le kufanele sibe lombiko siyahamba kodwa singelalutho lokuthi uya kufakaza lapho sisiza endaweni yokuthi ilizwe kumbe abantu abalandula uJesu Kristu ukuba indodana kaNkulunkulu uthi bame ebusweni babachumayeli bethu abagolombayo kakhulu balamuhla futhi ke umanyano webandla lethu elikhulu sithola amakhomanisi angamachumi amathathu ethwele amapepa iminyaka engamachumi amabili kumbe amachumi amathathu ukuthi bangamalunga eqembu lamakhomanisi emabandleni ethu abambeneyo. Kuyini esingakwenza kutshengisa ukuthi bagijime bengelambiko bathengisa bona kanye ubuzibulo belizwe bathengisa ubuzibulo obujwayelekileyo bebandla. Wonke sokufike ekutshengiselaneni sokufike endaweni ibandla elincane lelo elakholwa umbiko futhi ema ngenyawo zombili amehlo alo agxile esiphambanweni enhlizweni zabo ukuvuka kukaJesu Kristu kuvutha sokufike endaweni lapho amazwe sokufanele akunanzelele khona ukuza ekutshengiselaneni. Akumangalisi ukuthi amabandla lapho ikhansili yamabandla isinamathelane lesikhomanisi akumangalisi bengakholwa kokukamoya akumangalisi bengakholwa ekusilisweni kukaNkulunkulu abalambiko enhlizweni yabo kungelandaba ukuthi bagijima kalikhuni okunganani. Nga umoya ongcwele engena enhlizweni yomuntu uzakholwa ukuthi uJesu Kristu uvusiwe wabafileyo futhi uyaphila kuye ukwenza yokwenza intando abuya ukuzoyenza intando kaNkulunkulu empilweni yomuntu. Kodwa uhlupho siyagijima siyahamba singelambiko sihamba ngesayensi yezenkolo sihamba lolunye uhlobo lwengcazelo yemibhalo yebandla. Kufanele sihambe ngokuvuka Hambani liyehlela abafundi bami ukuthi ngizahlela ibandla elitsha na. Hathi mnumzana, hambani liyehlela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo njengoba ngatsho ukuthi ngizavuka. Yiwo umbiko ebandleni lokubusa ukuthi uJesu akafanga, uyaphila futhi umkhulu njalo ulamandla kakhulu lamuhla njengoba ehlezi enjalo. Sesibe lemibiko eminengi yokuxwayiswa, ukulungiselela uPaul Revere lamanye amadoda amakhulu, lezimpi ezinkulu, leziphepho, lezinto. Khona-ke uNkulunkulu uyathumela umbiko wenduduzo, futhi lowo kwakungumbiko wenduduzo. Ngesinye isikhathi esedluleyo lapho belobugqili eningizimu, amabhunu aletha abomdawu e-South Africa, lokho esikubiza lamuhla umuntu onsundu, futhi babaletha lapha futhi babathengisela abaseMelika eningizimu ukubenza izigqili. Umvukela omkhulu ngakho e-Afrika lamuhla, ukubulawa lokunjalo kuqhubeka, balwela inkululeko yabo, balelungelo lokuyilwela. UNkulunkulu wenza umuntu, umuntu wenza izigqili. Wakungamiselwanga. Iminyaka emilutshwane edluleyo ngangisesakhiweni esikhulu ukumbe emuseum, ngingatsho ngangihamba hamba ngikhangela imifanekiso etshiyeneyo lezinto, ngoba iyathakazelela ubungcwethi. Ngicabanga uNkulunkulu usebungcwethini. Futhi ngahamba futhi ngananzelela kwakule ndoda endala yomnikho, waye mdala sibili egogobele emahlombe akhe, umphetho omncinyane nje wenwele ngemuva kwekhanda lakhe, wayegqoke ingwane yakhe, futhi wayehambahamba futhi enye into ngaleyo ndlela ekhangela inxa zonke, sengathi wayekhangele kumbe edinga enye into emuseum. Ema ngemuva futhi ngamkhangela okwesikhatshana, futhi emva kwesikhatshana wabuya ebhokisini elincinyane elithile khonapho, futhi wakhangela kikho futhi wamangala, futhi amehlo akhe akhazimula. Weqa emuva esuka ebhokisini okomzuzu, wakhupha ingwane yakhe encinyane wayibamba esandleni sakhe, futhi ngamkhangela. Futhi lapho umnyama omdala wakhothamisa ikhanda lakhe, inyembezi zaqalisa ukuthonta esihlathini sakhe, futhi amkhangela ngokumangala okwesikhatshana esincinyane. Khona-ke ngacabanga ngizafumana ukuthi kuyini umfo omdala ayethabe ngakho. Ngahamba-hamba kuleli cele, futhi kwakukhangeleka kimi njengesigqoko sihlezi phakathi lapho. Futhi amkhangela emile lapho, futhi ngasengihamba ngathi, kunjani malume? Futhi wathi, kunjani mnumzane? Futhi ngathi, ngingumtshumayeli engimangele ukukubona isipha umkhuleko kulindawo. Ngathi, ngiyakholwa ukuthi ungumKristu. Wathi, nginguye mnumzane. Futhi ngathi, kuyini okukuthabisileyo kangaka? Wathi, uyalapha. Futhi ngahamba kanye lomfo omdala ngalapho. Wathi, uyasibona isigqoko leso na? Ngathi, yebo mnumzana. Wathi, uyalibona lelo tshatha lapho na? Ngathi, yebo mnumzana. Wathi, beka isandla sakho ohlangothini lwami. Ngathi, yini leyo ndawo emaqhakaqhaka? Wathi, ibhanti lobugqili lahamba ngalapho ngolunye usuku, futhi lelo ligazi lika-Abraham Lincoln. Wathi, igazi lakhe lasusa ibhanti lobugqili kimi. Wathi, akuyeke kukuthabise lokho na lawe. Ngema lapho ngimangele ngacabanga uba igazi lika-Abraham Lincoln lingathabisa thabisa isigqili ngokukhupha ibhanti lobugqili kuye. Kuyini okufanele igazi likaJesu Kristu likwenze ebantwini abanjengoRosela lapha, owayeyisigqili sotshwala kimi ngisifa isihawuli esihluphekayo? Wasusa ibhanti lobugqili enhlizweni yami. Akufanelanga kuthabise umuntu lokhu na? Akufanelanga kumenze azwe engowahlukileyo? Akufanelanga imenze ahloniphe lapho ecabanga ngakho? Awungeke ubone isihlahla ungakhothamisanga ikhanda lakho ngalutshwana, usazi ukuthi uJesu wahlenga impilo yakho kuleso sihlahla. lapho siqhubeka okwesikhatshana ngezigqili langomcabango wethu kwakulesimemezelo isimemezelo senkululeko esasayinwayo futhi izigqili zazizakhululwa ngosuku oluthile awukwazi oh nxa ungakaze uhlangane loKristu awusoze ubekwazi ukuthi lokho wakusitshoni kuzo lezo zigqili lapho uhamba umbiko elizweni ukuthi izakukhululeka osukwini oluthile loluthile emini izakukhululeka alisayi kugqoka amabhanti obugqili futhi alisayi kuphinda litshaywe futhi kodwa selikhululekile futhi seliyisakhamuzi saleyi United States enkulu kaliseyisigqili futhi emva kwemini yokusa okuthilethile okukhangelela okukhulu balindela uba isoni singakubona lokho kuphela uba isoni singezwa kuphela ivangeli leqiniso hathi ukujoyina kwebandla kodwa ukuchumayela kwevangeli ukuthi ungakhululeka esonweni ukuthi ungakhululeka emkhuhlaneni wakho esikhathini esithile thile yiso isikhathi ukholwa uyazi lezo zigqili zazithabile kakhulu futhi zingaphansi okukhangelela okukhulu zilindelele lohola ezaziza khululeka khona baze bangitshela ukuthi babuthana ngaphansi kwentaba omama labantwana abancane bonke babuthana nabanye abadala futhi baqansa phezu koqaqa bose phakathi kobusuku bakwazi ukuthi lapho kungasa lelanga liphume ukuthi bazakuba sebekhululekile akungeke kuthathe ingxenye eyodwa yomzuzu ukukhanyisa ilanga ngaphezu koqaqa kodwa abanye babo babe phezulu esiqongweni soqaqa bekhangele lapho ilanga liphuma sesikhululekile lokho kwakuyi ND O D A N A kumbe I L A N G A kodwa nxa iN D O D A N A ivuka ezinye zalezi nsuku futhi lapho iN D O D A N A ivuka iminyaka engamakhulu alithumi lesificamunwe munye ezulayo waqamula lonke ibhanti lobugqili wakhulula wonke abathunjiweyo wasilisa umkhuhlane wonke wapha inkululeko kulabo abasebugqilini kufanele kanjani sikhwele sikhangele futhi lapho ilanga liphuma kuqala umuntu owayesenqongeni wakubona futhi wamemezela phansi umuntu olandelayo sikhululekile futhi umuntu olandelayo wamemezela emuntwini ophansi khatshana loqaqa sikhululekile waze kwafika esihonqweni sikhululekile ngoba ilanga laliphuma babelindele belindele belindele lelo hola kakhulu nganganani okufanele ukuthi thina sibe silindile lamuhla nge-MD O D A N A kankulunkulu sikhululekile esonweni sikhululekile ezibophweni sikhululekile emikhubeni yonke sikhululekile ekubhemeni ukunatha ukudakwa ngoba i-ND O D A N A kankulunkulu yavuka ethuneni futhi yaqamula isibopho sonke ukulahlwa konke akusekho isikwelede ngesibhadelwe inhlawulo isibhadelwe izono sezigeziwe futhi sikhululekile oh sikhululekile bantu ubugqili inkululeko lapho indodana kaNkulunkulu ivuka lokusilisa empikweni zakhe olunye usuku uzaphakama esihlalweni sobukhosi abuyele emhlabeni futhi ke sizakhululeka enhlungwini zonke lezilingo zonke sikhululwe kuzinhlungu zonke zenyama lokungaba yini okuhamba lempilo yenyama ukuba siphile kanye laye nini lanini sizakukhululwa hambani liyetshela iyo into yokwenza esikhathini seBhayibheli kwakulomnyaka weJubilee owawusiza abantu ababe thengiswe ngenxa yezikwelede, ababe zikoloda, babe lesikwelede futhi, babe ngenelisi ukusibhadala, ngakho bahamba, futhi, bazithengisa ebantwini ukuba izigqili. Futhi babefanele babe izigqili zabo, izigqili zabo impilo yabo yonke. Kodwa lapha laphayana weza usuku lomusa olwalusaziwa njengomnyaka wejubili. Futhi lapho umnyaka wejubili usubuyile, khonake waphuma umpristi futhi wakhalisa uphondo, futhi lolo phondo lwalukhuluma esigqilini sonke, kungelani lokuthi ubesebenze okwesikhathi eside okunganani, lokuthi kwakufanele asebenze okwesikhathi eside okunganani. Lapho lolo phondo lukhala, leso sigqili sakhululwa. Wayengabeka phansi ikhuba futhi ahambe ngekhaya ebantwaneni bakhe. Wayengasadingi ukuthi asebenze futhi, ngoba wayesekhululekile lapho ijubhili ikhala. Lolo phondo ngaluphanga umsindo ongaqondakaliyo, kodwa lwapha umsindo oqondakalayo. Futhi umuntu wayengabeka phansi isikhali sakhe ahambe ekhaya ekhululekile ebugqilini. Lokhu kusa iBhayibheli lathi, lapho nxa uphondo lusipha umsindo ongaqondakaliyo, ubani ozabakwazi okokwenza? Nxa iBhayibheli lithumayele ukuthi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo ungofanayo izolo lamuhla lanini nini, futhi impondo esizizwayo zikhala lamuhla zisithi insuku zezimangaliso zedlule, akulanto enjengokusilisa kukaNkulunkulu, ubani ongabakwazi ukuthi azilungiselele njani? Esikufunayo lamuhla izithunywa ezicotshiweyo ezivela kuNkulunkulu. Uvukile kwabafileyo, uyafana izolo lamuhla lanini nini. Yiwo umbiko wosuku. Oh, kube le miliko emikhulu, kodwa iPhasika layedlula yonke imibiko emikhulu. IPhasika laliyikho konke, lapho abafileyo kwenziwa amalungiselelo ukuthi isitha sokugcina. Sabona imikhuhlane isiliswa kuTestamente elidala, sabona izimangaliso zisenzwa kuTestamente elidala, kule mibono eyabuyayo kuTestamente elidala. Kodwa umuntu wonke waya khona ethuneni emangala ukuthi uzaphinda avuke njalo. Kodwa ngokusa kwePhasika, lapho abafundi ababethola umbiko omkhulu kakhulu, loba ngubani umuntu angawuthola? Kuyini abakutholayo? Hambani liyetshela abafundi bami ngivukile kwabafileyo. Ukufa kwakunqotshiwe. Akukaze kube lomuntu emhlabeni, akula mprofethi, akula muntu omkhulu, akula muntu ongcwele owayenganqoba. Babenganqoba imikhuhlane ngomoya kaNkulunkulu, babenganqoba isikhathi ngomoya kaNkulunkulu, futhi bebone ngaphambili izinto ezazibuya. Babenganqoba lokho, kodwa akukaze kube lomuntu owayengcotshwe ngogcobo olunjalo oluvela kuNkulunkulu, owayengenza lumutho, ngingabeka impilo yami phansi, ngizayivusa njalo. Ngizani lumzimba, ngizawuvusa ngosuku lwesithathu. Akukaze kube lomuntu owayengenza umutho onjengalowo. Futhi babeswela enhliziyweni zabo loba lokhu kungaba liqiniso kumbe hatshi. Kodwa ngokusa kwePhasika bathola umbiko, hambani emhlabeni wonke lithumayele ivangeli, kusidalwa sonke ivuswe kwabafileyo. Khangelani, ilani kokuphela kuze kube sekucineni komhlaba. Lo okholwayo njalo abhaphathizwe uyakusindiswa, lo ongakholwayo uzalahlwa. Futhi lezi zibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Ebizweni lami bazakhupha odeveli, bazakhuluma ngendimi ezintsha. Nxa bebamba inyoka kumbe benatha izinto ezibulalayo, azikubalimaza. Nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bazasila. Umbiko wePhasika ngomunye wemibiko emikhulu kakhulu ekhona. Ukufa sekwanqotshwa. Uyicabanga ngomnqobi uNapoleon eleminyaka engamachumi amathathu lantathu. Wayesenqobe umhlaba, wanqoba umhlaba, wachaya ilizwe lonke elalikhona ukuthi lichaywe. futhi wadana kakhulu ngoba kwakungasela muntu wokulwisa. Wahlala phansi futhi wakhala. Kwakungasela muntu wokulwisa kodwa wadlala imithetho yomdlalo ngokungaqondanga. Amachumi ezinkulungwane ezifele alandela ibutho lakhe. Wahamba lombhobho futhi lenkemba eleminyaka engamachumi amathathu lantathu wayesenqobe umhlaba kodwa wake waba oyalelayo utshwala futhi wafa engonatha utshwala okwedlulisileyo ngoba wayedlale imithetho yomdlalo ngokungayisikho. Wayesekhohliwe umbiko, wayenqobile kodwa wayesekhohliwe umbiko. Wahamba kodwa wakhohlwa lokho ayekuhambelayo njengomfana omncinyane owagijima umncintiswano, njengebandla ligijima lamuhla, njengabantu abagijimayo, njengelizwe ligijima. Isiphephelo sethu asiso mabhomba awe atomu. Isiphephelo sethu uJesu Kristu lokuvuka kwakhe. UNapoleon wakhohlwa into eqakathekileyo kuyini okwayenzakala kuye. Wafa enqotshiwe ngokupheleleyo isidakwa qho. Ngani akadlalanga kuhle umdlalo lanxa wayenqobile umhlaba ngokwenyama? Wayelungiselele ibutho, wayeyingcwethi kwezempi, wathatha amazwe wonke futhi wenza izinto ukuthi yena lezo okungela omunye umuntu ayengazenza njengaye. Kodwa wayesekhohliwe lokho umbiko weqiniso owawuyikho. Wayewuthethe futhi wathola amandla akhe ebutho kodwa wakhohlwa amandla enkosi. Amandla enkosi induduzo yethu. Asila, amanye amandla, akula esinye isiphephelo, engilaso, akula, Nkulunkulu, ngoba leziyawu, thatha impilo yami, kodwa, kawungangivumeli, ngikhohlwa, lapho okuvela khona amandla ami, avela enkosini, angifuni izinto ezinhle zomhlaba, ngifuna uJesu, ngifuna ukuvuka kwakhe, kuvutha empilweni yami, kwakwehlukene, okunganani lokho. La kuJesu Kristu eminyakeni engamachumi amathathu lantathu uJesu waye ngumnini wezinto zonke. Wenza umhlaba futhi waye semhlabeni futhi umhlaba awuzange ube mazi. Akazange azenzele udumo. Akazange abuthanise amabutho. Akazange ahlele amabandla. Akazange azenzele amabizo amakhulu. Akazange abuye ephuma lama-degree okuzikhukhumeza emfundiso, isayensi, yenkolo lokunjalo. Akazange abe le-rekhodi yakhe ehamba kuloba yisiphi isikolo sesayensi yenkolo. Kodwa wayelo nkulunkulu, futhi eleminyaka engamachumi amathathu lantathu wayesenqobe udeveli wonke. Owakhuphela ikhanda lakhe phandle kwesihogo, wanqoba imikhuhlane, wanqoba ithemba lezinto eziyize, wanqoba odeveli, wayenqobe ukufa, futhi lapho esifa esiphambanweni, wehlela phansi emgodini ongela mkhawulo wesihogo, futhi wanqoba isihogo, futhi okusa kwephasika, wanqoba ithuna. Ani, wadlala imithetho yomdlalo kuhle, egijima lombiko. Waye, wahamba, hamba, uNkulunkulu, wamthuma, futhi, waye lombiko, wokubatshela, futhi, lombiko, uNkulunkulu amupha wona. Wanqoba amandla kaSathane, wanqoba umkhuhlane, wanqoba ukufa, wanqoba isihogo, wanqoba ithuna. Ngani, wahamba, hambani, yetshela. Ihlezi ngisenza lokho ubaba wami angitshengisa ukuthi ngikwenze. Angenzi lutho kodwa lokho angitshela khona ukuthi ngikwenze. Khona-ke engakafi wathi lokhu, njengoba ubaba engithumile lami ngiyalithuma, hathi ukwakha abantu amandla ebutho, hathi ukubeka isikhathi sakho sonke ekuthini ngubani oza kuba ngumongameli. Lokho kungaba kuqakathekile kodwa akuqakathekanga kulokhu. Umhlaba awusekho, silombiko kodwa lowo yikuthi uJesu Kristu ovuswe kwabafileyo futhi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Izolo endlini encane yomthethwandaba babezama ukungenza ngikhulume into eyayingalunganga. Ngathi ngangisilo gwelegwele, ngathi ngithembekile futhi awungeke utsho okunye, kodwa lokho okuliqiniso. Futhi indoda ethile yayikanye lami yathi, nxa umuntu engakhuluma kimi njengalokho ingezwa nifuna ukumjikela ngebhuku. Ngathi hathi inumzana, hathi lokho akulunganga, ayisiyo ndlela yokuza kukho, akulunganga. Wathi, awu kungani ungazi ukuthi izinto lezi ziyenzakala na? Kungani ungekho phandle lapha usenza lokhu na? Ngathi ngiqeda isikhathi sami ngikhonza uJesu Kristu. Oh Nkulunkulu, oh abantu bayizipofu futhi abakuboni njengoba ubaba engithumile. Ubaba wamthuma wahamba waye lombiko okutshela abantu futhi ehola lokufa wanqoba ukufa futhi wanqoba isihogo futhi wanqoba ithuna. Njengoba ubaba wangithuma lombiko, ngiyalithuma lombiko athi ukuya kwakha amabandla izinhlanganiso, kodwa hambani emhlabeni wonke futhi litshengisele amandla kamoya ongcwele. Lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo ebizweni lami. Bazakhupha odeveli, bakhulume ngendimi ezintsha, babambe inyoka, futhi lapho imizimba yethu ingena ethuneni njengowakhe wakwenza. Usenqobe konke ukufa, isihogo lethuna. Ungumnqobi olamandla. Wasithuma kanye lombiko wakhe. Ngasihambeni lombiko, sihambe lolutho lokuyatshela. Hambani liyetshela, hathi ukugijima futhi ungenelisi ukutshela. Masikubekeni enhlizweni zethu kuqala. Nxa usiza uzokhulekelwa lokhu kusa. Ungaphongubuya nje, woza lombiko enhlizweni yakho. Nginguye owayefile futhi ngiyaphila njalo. Nginguye owapha umbiko. Lezi zibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo. Nxa uNkulunkulu uSomandla engathatha ingane encane elenqwala futhi abuyisele amehlo akhe abone kuhle, uNkulunkulu engathatha ingane engumfana ezelweyo ingakaze ibone empilweni yayo futhi eleminyaka elithumi lesithupha ubudala ambuyisele amehlo akhe, uNkulunkulu engathatha odubekayo ohawulayo umuntu ohlaselwe wadliwa imvukuzane futhi ngoba umbiko uqondile, ngoba uNkulunkulu wathumela umbiko, ngoba uNkulunkulu wathumela isithunywa, akula kuthandabuza ukuthi umbhobho wonke wesihogo uzabe udubula kuye. Kunjalo uzakhubeka futhi awe futhi avuke futhi enyikinye ikhanda lakhe futhi aqhubekele phambili. Silombiko akula lutho oluzawumisa. Haleluya! Yesu baleli twala, ngizakulakha ibandla lami futhi amasango esihogo awasoze alinqobe. Bengatsho abafuna ukubutho, benze abafuna ukukwenza. Udeveli angathi kutshela futhi abhonge, kodwa uJesu wavuka kwabafileyo, uyaphila lamuhla phakathi kwethu. Izinsuku ezindutshwane ezidluleyo ngikhuluma lodokotela Lamsa omkhulu owatolikela iBhayibheli ukusukela kusi-aramiki kusiya kusilungu, futhi abona isibonakaliso esincinyane, isibonakaliso sikaNkulunkulu lamachatha amathathu kiso. Ngathi, dokotela Lamsa, kuyini lokho? Wathi, ngonkulunkulu kanye lezi fanekiso ezintathu. Futhi ngathi, utsho ukuthi uNkulunkulu ephila ezikhundleni ezintathu njengobaba indodana lomoya ongcwele. Waphakama futhi wangikhangela izinyembezi zeza emehlweni alowo mJuda. Wathi, uyakukholwa lokho na, mfowethu Branham? Ngathi, akho konke okusenhlizweni yami. Waphosa ingalo zakhe ngakimi futhi wathi, amangala lapho ngibona izinto ezinkulu zisenzakala. Lezi bonakaliso owawuzenza, wakhuluma ukuthi, wangitshela ukuthi ungumprofethi. Ngangizange ngikukholwe kwaze kwaba manje, khathesi sengikwazi unguye. Wathi, yikho lokho, iwo lowo umbiko, iyo into ezanyikinya umbuso kaNkulunkulu. Yebo, wathi olunye usuku uzawufela mfana. Wathi, uzabeka uphawu lobufakazi bakho ngento leyo efanayo. omunye wabantu abakhulu esilabo lapho uAsian Hoa amadoda amakhulu omhlaba iHollywood inhlobo zonke zezingcwethi zamabhayisikopo lezinto zonke zibiza kodwa walenga bona lapho emhlanganweni wathi ngibe lamachumi amathathu lokunye eminyaka ethize ngithola ukutolikelwa lokho hathi esiGriki seVatican kodwa eseAramiki kusuka kulokho kusukela kuAramiki kusiya kusilungu futhi wathi ngiqede isikhathi sonke wathi sengihambe khathesi endaweni lapho engibona khona uNkulunkulu weBhayibheli ehamba wathi uyazi kowethu Branham singabona izibonakaliso nezimangaliso kodwa siyakhangela ukuthi ilizwi bani isibonakaliso esilalo thina amaJuda sibona isibonakaliso kodwa sikhangela ilizwi lesibonakaliso. Oh, haleluya! Ilizwi lesibonakaliso uNkulunkulu watshela uMose ngabe ngasoze bazwe ilizwi lesibonakaliso sokuqala khona-ke bazakuzwa ilizwi lesibonakaliso sesibili kungasisibonakaliso kangako kodwa ilizwi lahamba kanye laso bona lowo mJuda wayekwazi lokho ayekhuluma ngakho wathi ngibone ukudalula ngibone izibonakaliso izimangaliso leziphofu zisiliswa lenhlobo yonke yezibonakaliso ezehlukeneyo kodwa angimangala kodwa kathesi ngibona ilizwi ngemuva kwakho akusoze kuqume uNkulunkulu ingxenye ezintathu futhi esithi unguNkulunkulu oyedwa uBaba futhi olandelayo indodana uthi uNkulunkulu unguNkulunkulu izifanekiso ezintathu zikaNkulunkulu izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu wathi lokho uya kuqinisa khona oh mfowethu silombiko hambani liyetshela abafundi bami ngangingayisuye lo owayefile futhi lomunye oseduzane sibili lokufa futhi lomunye uyaphila ngingulo oyekhona okhona lozabuya impande lehlumela likaDavida inkanyezi yokusa ekhazimulayo yebo unceda ngani ukuhamba kwenzani ukuhamba nxa ungela enye into yokutshela kule nto yokutshela kunjalo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyalithanda lonke walifela lonke thandani uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu angaki abake baba semihlanganweni futhi babona izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso okubonakala kwakhe kokuthi uyadalula kanjani futhi atshengise lezinto lowo nguNkulunkulu wezulwini owavuka kwabafileyo umele ubone isibonakaliso sesibonakaliso samaHebheru sakho ikukhanya njengensika yomlilo futhi phakathi lapho amabala amancinyane amathathu ubaba indodana lomoya ongcwele kwakungasibo bantu abathathu kwakunguNkulunkulu oyedwa ephila ezikhundleni ezintathu uNkulunkulu ofanayo haleluya uNkulunkulu phezu kwakho uNkulunkulu kanye lawe uNkulunkulu ekuwe ofanayo ezehlisa ehlambulula ibandla lakhe ukuze aphile lapho umquma iziqa futhi ubeke oyedwa phandle lapha loyedwa lapha oyedwa laphaya kuyisihedeni ngakho khona ngiyakholwa ukuvuka kukaJesu Kristu evuswe kwabafileyo futhi wayenguye kuphela umuntu owayengatsho lokho amandla wonke emazulwini lasemhlabeni aphiwe esandleni sami amandla wonke emazulwini lasemhlabeni aphiwe esandleni sami hambani emhlabeni wonke futhi lichumayele ivangeli kuso sonke isidalwa ivangeli kalibuyanga ngelizwi kuphela kodwa ngamandla lezibonakaliso zomoya ongcwele uNkulunkulu akusize ukukholwa lokho uNkulunkulu angisize ukukholwa lokho futhi siza kumbona uJesu ngolunye usuku lapho ukushikashika kwempilo sekuphelile sizambona uJesu ekucineni esihlalweni sobukhosi sakhe esihle uza ngamukela ekhaya emva kokuba usuku seluphelile kunjalo ichebe-chebe igeziwe emikhondweni yalomfokazi okhunjini lwaseGalili Bambulala ngoba wazenza uNkulunkulu futhi wayengunkulunkulu. Bamlengisa ngoba wafa phansi kwesijeziso sokubulawa. Yiso isizathu ngingakholwa esijezisweni sokubulawa. UJesu wafa phansi kwesijeziso, isijeziso sokubulawa uhulumende welizwe leRoma. Isijeziso sokubulawa sasiyikulengiswa esiphambanweni. Wafa phansi kwesijeziso sokubulawa, bamhlubula izigqoko zakhe futhi walenga lapho, bamhlazisa futhi wafa kuleso simo. Kodwa uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu futhi ingabafakazi bakhe. Futhi nxa singammeli, ngubani ozamela? Indoda yahlangana lami ngolunye usuku yathi, "Oh, mfowethu, Branham, ungakutsho, yekela ukukutsho, uthunuka imizwa yabafazi mayelana ngabo begcina inwele zimfitshane futhi mayelana ngabo besenza lokhu futhi besenza lokho lokunjalo njengalokho." Ngathi, "Nxa ngingabatsheli, ngubani ozabatshela? Ngubani okuza kutsho na?" Wothi, "Awu, wenza abo bachumayeli bazonde, kungaba ngcono ibenze bangizondele kulaye kuliqiniso." Kunjalo uqondile, ubani oza kutsho khona? Omunye umuntu ufanele akutsho. UJesu wathi, "Hambani liyetshela, hambani futhi liyetshela, elani abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo, kangelani nilani kokuphela kuze kube sekugcineni komhlaba. Yakukholwa lokho na, bangani?" Basikhulekeni lapho sikhothamisa amakhanda ethu khathesi ukuze sikhuleke. Oh Baba Nkulunkulu, ngeqiniso, hambani liyetshela, hambani liyetshela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo. Futhi Baba Nkulunkulu, awutshelanga abafundi bakho kuphela kodwa watshengisela kibo ukuthi wavuswa kwabafileyo. Wazitshengisa kanye labo futhi wenza khona kanye ngendlela owenza ngayo ungakafi. Iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye isifikile futhi yedlula. Nkosi, umbiko ulokhu uvutha, uyabenyezela nje futhi utshisa enhliziyweni zethu lamuhla, njengoba kuyikho kubafundi. Ngoba sibona iNkosi evukileyo khona phakathi kwethu esenza izinto azenzayo ngaphambili, siyakwazi ukuthi wavuka kwabafileyo. IPhasika litsho okuningi kithi ngoba sihlanganyele phakathi futhi sikholisa ubudlelwano bokuvuka kwakhe. Ngoba sasifile esonweni lasezimpambekweni njengendodana yolahleko, kodwa khathesi sithole umusa futhi uNkulunkulu usithethelele izono zethu. Usiphile njalo uphawu njengalokho akwenza ubaba uAbrahama ukuqinisa ukuthi usamukele. Ubaba uAbrahama wathi wakholwa uNkulunkulu, kodwa wamupha uphawu yokusokwa njengesiqiniso sokuthi wamkholwa. Futhi kathesi Baba, namuhla isokwe ngomoya ongcwele, izinto zonke zomhlaba sezedlula. Silenhloso eyodwa ukukukhonza, silesifiso esisodwa ukukuthanda, ukuba ngumfundi wakho. Futhi kathesi Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzaqinisa lumbiko oncinyane owephukileyo enhliziyweni yonke. Mabangakweqi lokho, mababone ukuthi ungofanayo izolo lamuhla lanini nini, ukuthi ulapha uvuswe kwabafileyo futhi uzakuba khona kuze kuthi umoya lomzimba ubambane ndawonye njalo ekubuyeni kwesibili. Ngikhulekela abagulayo abalapha Baba lokhu kusa, sengilakho kathesi ulokhu kusa kwePhasika. Ngibeke eceleni kumbe kungesikho ukubeka eceleni, kodwa ngibeke nje okwesikhatshana sesikhathi izipho ongiphe zona njengokudalula. Umhlaba bengihamba futhi ngiphenduka emazweni. Nkosi, bayakwazi bonke kathesi ngiyakhuleka ukuthi umbiko ongiphe wona phezulu lapha emaguswini ukuthi insuku ezindutshwana ezedluleyo ukuthi kulawo amandla adalayo ahlezi kuleli bandla lokhu kusa abantu uqobo adalelwe kubo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu lapho ngisiza uzobeka izandla zami phezu kwabagulayo lokhu kusa kanye labazalwane bami lapha ukuthi uzakwehla ebandleni leli lokhu kusa ngesihawu lokuthi uzasilisa abantu ukuthi akusoze kube lo muntu oyedwa obuthakathaka phakathi kwethu lapho inkonzo isiphelile makuthi bonke ngamunye wabo babusiswe futhi basiliswe siyananzelela Nkosi akusilutho esingazi sebenza kukho kulula njengokholo olunjengolomntwana sikholwa siyabona abafundi emva sebephiwe amandla okusilisa abagulayo bahamba futhi banqotshwa odabeni lwesithuthwane beklabalala futhi bekhala mhlawumbe futhi beseqa phezulu laphansi futhi bezama ukwenza lowo develi asuke kodwa lapho ehlangana lo Jesu kwakwahluke kanjani wathi wena moya omubi phuma kuye umahluko bani wakwazi ukuthi lowo wayengayisuye impostoli leyo kwakuyinkosi ngokwayo futhi umoya wadabula umfana futhi wamphosela emhlabathini kodwa uJesu wathi akafanga thatheni nje futhi limuphe ukudla umoya omubi wawususukile Jesu wena ndodana kaNkulunkulu buya futhi gcoba ibandla lakho ngokukhululekileyo ngokugcweleyo amandla makuthi umoya ophilayo kaJesu owavukayo uvusele libandla elincinyane lokhu kusa ekholweni olutsha amandla okholo ukuze siyangise bonke abaphikisayo siphe khona Nkosi inikela abantu bonke laba kuwe icela ukuthi uza kubabusisa futhi ubaphe usindiso emiphefumulweni yabo ukusilisa emizimbeni yabo ngoJesu Kristu inkosi yethu futhi lamakhanda ethu ekhotheni izabuza umbuzo ukhona na omunye lapha ongasomKristu ongathanda ukukhunjulwa khathesi futhi athi ngikhulekele mfowethu Branham onkolonkolo akubusise lapho omunye njalo angisomKristu izwile indaba zokuthi uJesu wavuka kwabafileyo kodwa angikwazi khona sibili akaze avuke enhlizweni yami angila kusuthiseka ngiyakhula lami ngizahamba emzileni womkhuleko ngiphenduke futhi ngihambe komunye ngiphenduke futhi ngihambe komunye ngizahamba ngisukela ebandleni ngisiya ebandleni le ndawo ngendawo lokho kayisikho ukuyikumkholwa wavuka kwabafileyo lokho kuqeda indaba omunye ongaphakamisa isandla sakho na uthi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise omunye futhi ngifuna ukukholwa bangaki abagulayo bangathi lapha bakamisa isandla sakho uthi ngifuna ukukholwa ngifuna ukuba kwazi umbiko lokhu kusa uNkulunkulu akubusise kuhle lokho yebo uNkulunkulu akubusise ndodana kuhle kulongile manje Teddy ngifuna udlale umelaphi omkhulu okomzuzu nje nga ungathanda khathesi useduze uthi lapho usakwenza lokho kunzima khona khathesi imibono iyaqhamuka ndawo yonke esakhiweni bona yebo bengizama ukuvumela lokho kube ikuvuka okungaphezulu kancinyane esilotheni engihlale phezu kwaso ngifuna okunenganyana kwesambulo ngiyazi into eyodwa ingqe kuphela ngibambelela kuleyo nkonzo yakuqala yesibili ayingeke ibuye ayizange ibuye manje ingqe kuphela ibambelela kwesibili esithathu ayingeke ibuye bona kufanele ngiphume futhi ngikukholwe uNkulunkulu wacho njalo insuku ezindutshwane ezidlileyo manje ngingaphakamisa amakhanda enu khathesi ngalifisa izibonile izandla zenu uNkulunkulu uzibonile ngifuna ukulitshela enye into encinyane umfowethu Ed Dalton ngiyakholwa ubuye nje emnyango umfowethu olungileyo weBaptist yena lomkakhe umfowethu Jeffries ulapha kwenye indawo uOthel Jeffries futhi ulapha yazi ulapha kwenye indawo kungenani bona abazalwane babe ngibumbele umhlangano ukuthi ngiye kuwo phansi eKentucky abazalwane abazalwane abaligugu bethanda isigaba sabo labantu babo bathola amaholu lezakhiwo okugcinwa khona izikhali lezinto okwenkonzo eyodwa yobusuku babe qhatshile izakhiwo okugcinwa khona izikhali uJT Hoover omncinyane loba kuyini okwakhe LG Hoover wayebumbe ohodwa phansi eElizabeth Town futhi lo mfowethu ED Dalton Willow Shade kumbe Somerset futhi mfowethu omunye umfowethu wayephansi eGlasgow lapho engazalelwa khona abantu phakathi lapho engazalelwa khona futhi ngakhuliswa lapho ingilosi yenkosi eyaqala ukubonakala kimi futhi angifuna ukubuyela kodwa ngezwe ubuqhwetjwa kancane futhi ngathi hawo enxa yabazalwane izahlela umhlangano lapho ngisanda kufika kulesi sigodi umphimbo wami wavaleka khonapho futhi ngangizange ngikhulume okwensuku eziyisifica munwe munye imihlangano yaze yedlula umfowethu Radel engabe elapha lokhu kusa laye omunye wabafowethu bakuleli thabhanekeli yena lo Juni Jackson labo ngangifanele ngimenzele umhlangano ukuthi khonapho umphimbo wami wavaleka nje futhi into yokuqala liyazi ngaba loqhuqho olwaluphosele ube likhulu lanhlanu futhi ngangisiya emhlanganweni uqala futhi udokotela Shin wathi kimi ngathi umphimbo wami uyaheleza wathi ngizakupha enye into ukuba ukhulule umphimbo lo futhi uqhubeke futhi uthumayele futhi ngathatha enye into anginika yona futhi lokho okwakuyikho kwadonsa leyo nkankili phansi futhi kwayivimba bonake alala embedeni okwensuku eziyisifica munwe munye ngoqhuqho oluphezulu oluvuthayo abanengi abazalwane bami lapha babuya kimi abafowethu abanengi abadumileyo babuya bangikhulekela nango esiza umfowethu Graham Snelling nango esiza umfowethu Radel bonke abafowethu lapha bonke babuthana phakathi bekhuleka lezinye zonke izinto mina ngikhuleka izama ubungcono bami angingenelisi ukunyenyeza amangala uma yelana ngani bonke lokhu umkami omncinyane othandekayo ehlezi lapho yena labo bengikhulekela baqhubeka nje behlezi ngokufanayo nje babengazisisi manje wangipha omunye umuthi wokuthatha kodwa angizange ngiwuthathe ngoba kwakudaka futhi-ke ngakuyekela kwedlula futhi ngaqhubeka ngicabanga nkosi sibili futhi-ke emva imihlangano isiphelile ngomvulo lokho kwakuyumhlangano wokucina kwakufanele ube ngomgqibelo futhi-ke yakholwa futhi-ke ngomgqibelo ngangizame ukuvuka ngangibuthakathaka kakhulu angenelisanga ukuhamba ikamelo lonke ngahlala phansi uyazi ngiyabonga kakhulu ngomfazi engamphiwa nguNkulunkulu alibongi lina na bazalwane umfazi oqotho umngane oqotho ngahlala phansi ngamkhombela futhi ngamsondeza duzane lami futhi ngathi meda ngezinye izikhathi ngiyamangala ngathi ngiyamangala yini indaba ngathi kungani yona imihlangano isiba khona futhi uNkulunkulu angiyekele ngilala njengalokhu ngathi kungani kwakunjalo futhi ngathi wezinye izikhathi ngiyamangala uba wangibiza wathi awulanhloni ngawe na bona futhi wangitshela wathi Bill awukwazi na ukuthi uNkulunkulu uyakwazi lokho akwenzayo ngawe thula nje futhi-ke angena phakathi lokho kwakungathi uyangikhuza kancinyane uyazi futhi-ke ngangena phakathi futhi ngalala phansi embhedeni wangena phakathi ukuzontshintsha amashithi futhi wasethatha izinto engalweni yakhe futhi lapho eqala ukuphuma ngakhangela futhi lapho kwakule ngabona esida isakhiwo sendawo okugcinelwa izikhali esikhulu ilanga lalihlabe phansi futhi lasakaza phandle emhlabathini lakuvuthuza kwaba iziqephu ilanga libenyezela ezulwini. Futhi lapho kwabuya abafazi abathathu lendoda beza futhi babe phume phandle njengokuncinyane kakhulu njengokuncinyane okunye okuluhlobo lwemibhobho emincinyane yokudubula njengakho futhi wathi lokho ubethela izipikili futhi wathi siza wena bamba iziqephu lezi fowethu Branham futhi siza kwakhela lesi sakhiwo sendawo yokugcinela izikhali njalo futhi emuva phezulu futhi ngathi kulungile ngiza kwenza lokho kodwa enye into yathi ungakwenzi awu afinyelela phansi kuthatha isiqephu njengalokhu ukukwakha njengalokhu futhi nje khonapho ilizwi lakhuluma kimi futhi lathi manje basendleleni ukuba bakwenze ubuyele ungakukholwa lathi bahlezi beqinisekile sibili futhi beza kuwe belo isho kanje inkosi kodwa baphambukile bona Fred Southman, abanengi babo, lapha, wayekhona, lapho ngibatshela mayelana ngakho, kungakakwani, ihola, abantu, batshayela khona ngasemnyango wami, ngathi, labafazi, abathathu, lendoda, lokhu yikho kanye, babuya lo itsho kanje, inkosi, yebo mnumzana, ba, ngathi, yebo sibili, uyakwazi, okokubatshela khona, baphelele. Ngokungayisikho bona abantu abahle kodwa baphelele ngokungayisikho bona khonake ngacabanga awu uyini engingakwenza uyini okufanele ngikwenze futhi ke umeda wangena futhi ayesekuyele emuva futhi umfowethu Fred wahamba futhi watshela abantu futhi ke emva kwesikhatshana ngangiphakathi lapho embedeni futhi ngacabanga Kungani kusenzakala ngaleyo ndlela? Kungani? Ingakhulumi. Kungani ngingakhulumi lomunye umuntu umbe enye into? Futhi angilele phakathi lapho. Futhi umeda wangena phakathi. Futhi wasebuyela emuva. Andle kwekamelo. Futhi ngakhangela futhi ngabona enye into. Isenza ukuphazima ngakwelinye icele. Futhi ngakhangela futhi lapho kwakulalokhu umduli wami wavuleka futhi ngabona uJesu libangaki abake banizwa ngisithi ngabona uJesu kabili empilweni yami embonweni futhi ngakholwa ngangizambona njalo isikhathi sokugcina singakafiki bona ngimbone njalo manje ngakhangela futhi izibhakabhaka zazikhona kanje lapho kwakukhangeleka sengathi ngangikhangele kudlula emdulwini futhi wakule Bhayibheli limi njengalokhu iBhayibheli elikhulu limile ezibhakabhakeni awu wakule yinye into eyaba lokukhanya eBhayibhelini futhi phakathi kweBhayibheli kwaphuma isiphambano segolide esihle sibili futhi sama phandle njengalokhu lokukhanya uvela kuso sonke futhi waphuma kuleso siphambano ehamba iBhayibheli lakhanyisa isiphambano sakhanyisa yena futhi waphuma ehamba futhi weza khona phansi lapho engangikhona ngiyakubona khona nje ngokusobala ngiyabona leso siphambano sikhanyisa inwele zakhe zimile lapho zilenga phansi ebusweni bakhe wakhangela phansi kimi njengalokho futhi wathi kimi ulindele inkonzo yakho entsha ukuba iqiniswe kuwe wathi sengivele ngayiqinisa kuwe isivele yaqiniswa kumele ukwamukele bona futhi ngama futhi ngamlalela okomzuzu nje futhi wabuya engqondweni yami anizange ikuzwe lokho wabuya nje engqondweni yami njengomuntu owayeyisoni impilo yakhe yonke futhi uyazi ukuba kule Bhayibheli uyazi ukuba kulonkulunkulu kodwa ona kanye uzwa intshumayelo konake enye into yamtshela nguwe konake lelo lizwi elifanayo belikhona isikhathi sonke kukanti iqinisiwe kuye konake uthi Nkosi ithethelele kodwa akusoze kwenze okuhle aze amukele usindiso lwakhe konake uyaphuma futhi usengumKristu kungelandaba ukuthi ukhala okunganani ucela okunganani ufanele akwamukele khona futhi wathi kimike kumele ukwamukele ngendlela efanayo kumele ukukholwe ngesaba ukunqotshwa Loba yini, ngiyesaba ngizaletha isicolo. Ngihlezi ngisesaba ngakho, ngikhangele, ngicabanga, ngizabiza into engayisiyo. Ngoba sengathatha isixwayiso seBhayibheli ukuthi uMose waphiwa njani amandla amakhulu futhi wachaya idwala kulokukhuluma kilo. Ngiyakhumbula ngo-Elijah ngoba wahamba elempabanga bona abantwana abancinyane bemchothoza ngokuba lempabanga futhi wabeka isiqalekiso kubantwana labo futhi abangamachumi amane lambili babo wabulawa ngamabhere bona futhi lo kwakungayisuwe umoya ongcwele kodwa kwakungumprofethi lo ezondisiwe futhi nga ngidlule ezintweni zonke ngisiza kulokho futhi lapho wema ekhuluma kimi futhi wathi kodwa uhamba labanengi kakhulu wathi uhamba lami uzakuhamba wedwa ngase ngibonile khonake nganginakekela kakhulu inhlanganiso zamasonto lakho konke yabona omunye ezama ukutshela lokho okokwenza lalokho okokungakwenzi kumele ulandele yena manje kumbula umbono angipha wona mayelana ngenhlanzi yazi lokuthi wawungeke ufundise izibonakaliso zomoya kungane zePentecost iyakhumbula futhi nanko kulapho futhi ngisemphethweni walumbiko omutsha umbono usanda kungichiya ngathi amen inkosi futhi lomkami wayemelapho waphosa waqaleka futhi ngeqa ngiphuma embedeni ngase ngikhuluma kahle njengangihlezi ngikwenza ngesikhatshana nje lonke uqhuqho lwangichiya ngabiza uDokotela Shini wathi ngingathanda ukuba ungikhangele wathi ini futhi eza lapho futhi wangikhangela wakhangela kulezo nkantili wathi itshela lokho okwenzakeleyo mfowethu Branham futhi ngathi ungakholwa udaba lwami na wathi ngingathanda ubuza kanjani na wenzakele yikho lokhu bona yikho lokhu mngane uNkulunkulu uyakwazi ukuba akubambe kanjani esilotheni uyakwazi ukuba akwenzele njani enye into aze alethe umbiko kuwe bona ukuba athole ukwenza ulutho namuhla angikwazi ukuba ikunqotshwa okunganani ngangena kungasikude ngangilalela umsakazo weradio futhi wakulomthumayeli echumayela okuvuka kuvela kwabaseKorinte bokuqala 15 futhi wayechumayela ukuvuka futhi wema phakathi kwentshumayelo yakhe futhi wathi uyazi abantu abanengi bayesaba ukunqotshwa wathi lapho ugenerali Patton elahlekelwa liqhuku lamasosha wathi konake bamtshela wathumela emuva njalo wayefuna amanye amanengi futhi bamthumela amanye amanengi wababulalisa futhi wathumela amanye amanengi futhi lapho esethole iqembu lesithathu phezulu lapho wathi isikhathi sonke uhlamvu lukhala babe gijima phansi kwegaba kumbe begijime phansi kwenye into bese saba wathi ithumelani amadoda athi abantwana wathi ifuna amadoda alungisele ukufa angifuni muntu owesaba ukufa nga imbangela esilwelayo ingafanelanga ukufela khonake liwasuse khatshana lami ngifuna amadoda wathi kodwa ulahlekelwe izimpi ezimbili kumbe ezintathu wathi angilahlekelwanga yimpi ngilahlekelwe yikulwa enye into yakhuluma enhlizweni yami ngiyakhumbula uSN Hoa wathi lapho ngiphosa uhlamvu walayela ukuthi baphosela uhlamvu phakathi kombhobho badonsa futhi bawela phansi akusebenzanga wathi angizange ngiyekele futhi ngisarende ngaphosela uhlamvu phandle futhi ngafaka olunye phakathi ngaluzama nqa kungasebenzanga ngafaka olunye phakathi waze kwathi olulodwa lwasebenza iyo indlela okufanele kwenziwe ngayo angikwazi ukuthi kuzakuba kanjani kodwa uNkulunkulu njengomahluleli wami ezikwali pulupiti angazi ukuthi kungaki okuzawela phansi lokuthi kungaki ukulwa engiya kunqotshwa kodwa angisoze nginqotshwe empini wangitshela ukuthi uzakuba lami ngizakuma ngize ngibone inkonzo leyo iqiniswa lokuyibona isebenza Yaqala lokhu kusa ngomusa kaNkuluNkulu. Angazi loba kuzasebenza lapha, loba kuzasebenza kwenye indawo, ukuthi kuzasebenza njani, kumbe lokho okuzathatha indawo. Kodwa ngizehla phansi emzileni wokukhulekelwa, ngikhulekele abagulayo, ngize ngibe kwazi lokho okwenzakalayo. Ngakubona kusenzakala izikhathi ezimbili kumbe ezintathu. Ngakubona kusenzakala endlini kaHeti. Bangaki abake bezwa indaba mayelana ngabosinti la mayelana ngenkazana, umfazi omncinyane, umuntu wokuqala kukho konke esibekwazi kusukela ngezinsuku zabafundi, owake waphiwa ithuba lokuthi cela okufunayo. Uma ulapho lake layizwa indaba na, lake lambona umfazi na, bangaki abangakaze bambone futhi befuna bengathanda ukumbona umfazi okwenzakala kuye. Si yethi ungasukuma nanto lapho ikhosikazi imile endlini yakhe emva kokuba sengibone osinti abayisificaminwe mbili ababengekho impela loba ngapi, futhi ikhulume nje ilizwi futhi lapho baza kuba bemile lapho kuliqiniso lokho lokho nanko belapho. Futhi ngathi kuyini okwenza bona osinti babuye lapho sihlezi etafuleni yakhe, futhi unina udadewethu right nangu lapha umfowethu right wayehlezi lapho, bangaki ababe setafuleni, bangaki abalapha lokhu kusa, phakamisani izandla zenu. Hawu nampo belapho endaweni zonke esakhiweni, bona kulungile babekhona. Futhi ngathi ngolunye usuku udadewabo omncinyane oyisigoga ehlezi lapho, ngathi ufanele kubuye ngombono lokunjalo, kodwa ngolunye usuku kuzabuya ngokwahlukileyo. Ngangikhuluma kanjalo ngasikhathi sinye, enye into yagcoba lokhu kuchiye ebantwini laba. Angikaze ngize ugcobo olunjalo ngani, ngoba uHeti wakhuluma into eqondileyo, ngathi avela ngaphi labo osinti, wakungela lapho ngitsho le ndawo yabo njengasephowulwini yefoni khona lapho. Futhi ngakubona kusenzakala izikhathi eziyisificaminwe mbili zilandelana, futhi ngathi angikwazi ukuthi bavela ngaphi. Ngathi into kuphela engiyaziyo ukuthi uNkulunkulu wayezama ukuqinisa umbiko ku-Abrahama ngesinye isikhathi, futhi wakhuluma inqama yabakhona, ngoba wayedinga inqama ukukuqinisa khona. Wakuyikuthi ngangidinga usinti ukukhuluma owami, futhi wakwenza izikhathi eziyisificaminwe mbili zilandelana, kumbe izikhathi eziyisikhombisa zilandelana. Bengisitsho izikhathi eziyisikhombisa zilandelana. Futhi ngathi futhi uHeti mhlawumbe engazi lokho owesifazane ayekutsho, kangela ukuthi kwedlula njani abanothileyo labaziphakamisayo, kangela ukuthi kwedlula njani izinto zonke, futhi kweza kowesifazane omdala omncinyane wasemakhaya lapho. Futhi ngangilamadola angamathumi amabili esikhwameni sami ukuba ngibuyisele kowesifazane, ukuthi wayenikele amadola angamathumi amahlanu phezu kwaleli bandla elitsha elizayo. Futhi angitsho lokhu ukuba ngimyangise, wayengenelisi ukunikela amasenti angamathumi amahlanu sibili ukunikela, kodwa inhliziyo yakhe isembikweni wayefuna. Umfowethu Neville ngiyakholwa wayeyamukele, wayengela kuthatha enye yayo, wamvumela nje ukuba anikele amadola angamathumi amabili yayo. Futhi ngangilamadola angamathumi amabili esikhwameni sami umeda ayengiphe wona ukuthenga amagirosari, futhi ngathi ngiza kuyibuyisela kuye lamuhla. Khona ngacabanga enye into yakhuluma kimi yathi uJesu wabona lo mfelokazi efaka phakathi indibilishi zakhe ezintathu, futhi akazange azibuyisele kuye, wamyekela eqhubeka ngoba ayelenye into enkulu phansi emgwaqweni. Ngangingazi lakancane ukuthi wayekhuluma lami ngendlela efanayo, owesifazane ongumfelokazi engela ndoda, indoda yakhe yabulawa. Futhi ngangingazi ukuthi lo wayenguye ofanayo lapho ngisithi khona-ke ngizagcina amadola angamathumi amabili uleyinye into yakhe, ngathi into kuphela engiyaziyo ukuthi uJehova ulokhu enguJehova Jaire lokhu esenelisa ukunika umhlatshelo futhi uHeti engazi lokho ayekukhuluma waphakama futhi wathi lokho akusilutho kodwa iqiniso mfowethu Branham. Oh minabo, leyo kwakuyinto eqondileyo yokukhuluma, leyo kwakuyinto eqondileyo yokukhuluma. Bose ngaleso sikhathi amandla kaNkulunkulu achaya leyo indawo. Angikaze ngize ugcobo olunjalo lapho kusenzakala. Ngathi, ethi, itsho kanje inkosi, fela lokho okufunayo. Angilandaba ukuthi kuyini. UNkulunkulu ungiphe igunya ukukupha isifiso senhliziyo yakho khathesi. Nxa ungacela isigidi samadola ungabalayo, cela ukuthi leyo nkazana encinyane eyisigoga ukuba isukume futhi ihambe, uzakuba lakho. Cela loba yini okunye. Wathi, kuyini engingakucela mfowethu Branham. Ngathi, loba yini okufisayo, itsho kanje inkosi. Oh, ungumuzwa bani? Wathalaza. Lapho kwakuhlezi uyise olupheleyo elenwele ezimpunga owayesevuswe kwabafileyo. Ose, lapho kwakuhlezi unina olupheleyo egula. Lapho kwakuhlezi udade wabo omncinyane oyisigoga kodwa wakhetha nje lokho okwakuqondile. Wayelabafana ababili abangontanga ubudala nje eminyakeni leyo yobuhlongandlebe. Indoda yakhe eligugu seyahamba enkazimulweni, aye ngumKristu elindele kodwa abafana babengasoma Kristu. Wathi, imiphefumulo yabafana bami ababili uNkulunkulu abusise inhliziyo yakhe. Ngathi, itsho kanje inkosi. Usulabo futhi namba belapha bebhaphathizwe okholweni babengitshela ngobunye ubusuku loba lo mfana omncinyane egezisa inyawo phakathi lapho ebeka izandla zakhe phezu kwekhanda likamfowethu Neville futhi emkhulekela lapho egezisa inyawo. Abafana ababili abancinyane mhlawumbe bahlezi lapha emhlanganweni kwenye indawo lokhu kusa ngabe bakhona yethi, ngabe bakhona lapha kanye lawe na? Emuva ngemuva, ingapi bafana? Bakamisani izandla zenu. Bangapi abafana ababili? Nampo belapho, beme emuva ngemuva. UNkulunkulu alibusise kulungile. Nankoke. Manje, kuyini okwenzakalayo? Into leyo efanayo. Ungelandaba. Lokuthi kuyini? Ayeyakuba lakho. Usenzakala. Lokho ayekucelile. Ayengaba lakho. Ayeyakuthola. Manje ifuna ubona lokho kusenzakala. Uyakuba ikuziphatha kwabantu ngombiko. Bona ukuthi wakutsho njani. Wakhuluma nje into eqondileyo. Yilokho okutshoyo okukwenzayo. Lokho okutshoyo. Angela umfazi omserofenika lapho esiza kuJesu wathi, Nkosi, indodakazi yami ihlukuluzwe kabi nguDeveli. Wena ndodana kaDavida uya uzemsilisa. Wathi, akungifanelanga ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisinikele lina zinja. Aluba wayengabe ekhulume lokho kwabanye bethu sasingathi ungithi ngiyinja na? Akulalutho kuye loba kunjalo. Ibandla elikhulu iqondile akasilutho kodwa umgiqiki ongcwele, akasilutho kodwa uBelizebhabhu. Singaba lokuziphatha okunjalo kodwa hathi yena. Wathi, kuliqiniso, Nkosi, uqondile sibili, kodwa izinja, ngiyafisa ukudla, imvuthu phansi kwetafula, labantwana, lokho kwambaba. Wathi, ngenxa yesitsho lesi, uDeveli, uthile indodakazi yakho, ngenxa yesitsho lesi, ikuziphatha kwenu bangani. Akazange akutsho na, kumele likukholwe bangani, lina, lingangikholwa, ngingumuntu, kodwa, kholwani lokho engilitshela khona. Kholwani umbiko. Nxa lingakholwa isithunywa, kholwani umbiko. Nxa umuntu engene ekamelweni, lapho eletelegram, kungelandaba ukuthi ngubani, ukuthi umuntu ayekhangele kanjani, kumbe ukuthi wayengubani, emkhulu kumbe emncane, ukholwa lokho okukutelegramu, hathi umuntu. UNkulunkulu ungithumile ukulitshela ilombiko. UNkulunkulu ungithumile ukulitshela ukuthi uvukile kwabafileyo, ukuthi ulapha lokhu kusa ukufakazile ngezibonakaliso nezimangaliso ukuthi ulapha futhi unye lamunye wenu engasiliswa umkhuhlane wakhe nqa nje lingathatha ukuziphatha okuqendileyo lapho lisiza lingakwenza lokho lapho sihlabela holwa kuphela manje bakuthi labo abazakhulekelwa babuye khona phezulu lapha futhi benze umzila bona phezulu ngalapha manje ungabuyi ngaphandle ukholwa ngenhliziyo yakho yonke Nkosi eligugu leli yilo ihola ngiyakhuleka ukuthi usilise abantu laba Nkosi futhi ungcwelise lawa mafutha zitholele udumo ngokwakho Baba sithumela laba ebizweni lika Jesu Kristu Amen. Ngingazi, nga singacela ukuthi labo bantu abamileyo kuleli icele lapha, nga kulendlela abangathola ngayo ikamelo elincinyane nje lapha ukuze sithole abantu lapho, nga lingenelisa khona lapha bephuma ngaleyo ndlela khona ke bengabuya bonke. Alindlela khona phansi emzileni ukwenza umzila ohodwa uphuma ngaleyo ndlela Enye into ufanele yenzakale mfowethu Neval Amen lithini kulungile awu Hachi kona njenganenu, lapho, foe tunevel, lami, yebo, siza kuya bakhulekela kona ekugcineni, ngakho, angeke, sibalethe, kona ngalindlela, ngoba uba likwenza, likwenza liza kuya. Omzuzu nje, manje, mangithi kumbuthano. Olindele leli ilizwi likaNkulunkulu lelo lokho engiphile ngakho lengizakufa ngakho umusa kaNkulunkulu losizo uNkulunkulu engumahlileli wami oqotho ngilitshele iqiniso ngibonile lezinto zonke lezi zibuya kikho asenhlanzini encinyane eyavuswayo phansi lapho Ake la izwa leyo ndaba na, nampo behlezi, amadoda, kona ngemuva lapho, bobabili, ababe khona lapho, kusenzakala, kwakhulunywa, usuku, kungakenzakali. Manje, ngingalitshela kanjani izinto lezi ezikhona, bona, ngifuna ukuchumayela ngakho, ngobunye, balobu busuku, ngokulinganisa nxa zombili, umuntu, Engakutshela enye into uthi nje aqhubeke esakha njengalokho kodwa xa kungela mbhalo wokukulinganisa nxa zombili ekugcineni uyawela phansi ngalokhu kudalula naleyi mbono lezinto engilitshele mayelana ngazo ngalokho bekungasilo iqiniso into yokuqala kule Bhayibheli ukusekela futhi kwakulo moya ongcwele ukufakaza ukuthi ngikhulume iqiniso manje sengibe phose iminyaka elithumilane enkundleni idlula kuwo wonke umxothozi ongatholakala ngaphambi kwami befundile bekhaliphile lezinye zonke izinto icho yasikhathi sinye ababenga khonake uyazi lokho abakuchoyo na nakuzwa lapha bathi abantu phandle umbuthano baza hamba ngalapho bakhulume ebantwini okokuqala bathi kwakungabantu abavela ebandleni lami labo abaya phezulu lapho ukuba kwenziwe khonake babengenelisi ukukuthola lokho kulabanengi babo into elandelayo abayithoyo ukuthi uzakuba ngengabazalwane labo abahamba lami bayama ngemuva lapho futhi bathi umuntu uyezwa endlebeni zakhe onake bathi ukuthi uBilly Paul wayebuya futhi ahambe phezulu lapho futhi abale ekhadini okuchiwo ngabantu nqa kungaba lenye into embi ngendlebe zabo wayeza kuthi indlebe zabo kumbe isisu sabo kuba kanjani bona emhlabeni labo phandle abangela makhadi okukhulekelwa kungaba kanjani emhlabeni okungakhuluma ngaphambili izinto ezenzakala ngokupheleleyo kungaba kanjani ngaleyo ndlela akungeke Loba ngubani uyazi olengqondo zabo ezikahle bakhuluma into efanayo ngoJesu lapho uPhilip ehamba futhi wathola uNathaniel wayengumngane kaJesu wathi qiniso watshela uJesu konke ngakho ulandela emva kwakhe uthike bona abafundi bathi kumbe bona abafundi bebandla elikhulu bathi lumuntu nguBelizebhabhu uBelizebhabhu uyisanuse uJesu wathi izalithethelela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza into efanayo ilizwi elilodwa limelana lalokho alisoze lithethelelwe manje ngabe ngithembekile ngani lina bantu ngithembekile nje njengoba ngisazi ukuba ngithembeke Oh, ingabe ngiphambene lezinye inkolo elilazo kusayensi yezenkolo encane lezinto. Kodwa isizathu ngisenza lokho uPaul wathi, "Nga ingilosi evela ezulwini, ibuya futhi ichumayele loba yipi into." Kodwa lokho iBhayibheli elikuchoyo, lalokho akufundisiweyo makaqalekiswe. Ngakho kumele ngilandele nje lokho okwathiwo iBhayibheli. Nga iBhayibheli lathi ungofanayo izolo lanini nini ngiyakukholwa lokho loba yini okwathiwo iBhayibheli. Yikho kanye lokho engikukholwayo nje ngiyakukhuluma njengalokho angibanga lemfundiso angibanga lokuqeqetshwa ngalalela nje kumoya ongcwele leBhayibheli futhi kuze kube manje kuze kube yikusa kwaliphasika. Okweminyaka engamachumi amathathu lanye akaze angidanise futhi ngiyalitshela ukuthi umoya ongcwele wangitshela mayelana ngenkonzo leyo ezayo okweminyaka yokucina emibili kumbe emithathu futhi bengitshela amabandla ndawo zonke ukuthi uNkulunkulu uSomandla engumahluleli wami bona lapha kuleli cele leSalemu bona osinti baba khona lapho okungela bosinti khona khona phansi lapho noChali emile emuva lapho labaningi babo phansi lapha eKentucky bona osinti babuya khona endaweni lapho abangekho khona kwathiwo lapho abaza kuba khona lapho uTony labo uBanks ohlezi lapha futhi nanko kulapho bona kanye bebuyela futhi umuntu wokuqala okwakhulunywa kuye kwakungumfazi ohlezi lapho futhi nanko kulapho okunye ukusa phezulu lapho ngesikhathi ivula ngesimo leso somphimbo ngabona uJesu emi phambi kwami futhi wangitshela ukuthi inkonzo isivele iqinisiwe kimi manje kuyini okuzathatha indawo angazi kodwa into eyodwa ngifanele ngibeke eceleni okunye ukuphumela phandle ulokhu indlela kuphela engaziyo ukukwenza akwenziwe kathesi akuqotshwe njengoJobe ethilo lokhu kusa ngempenseli yensimbi phezu kwedwala angazi ukuthi ngenzeni into kuphela engiyaziyo ibuya phambili wangitshela uthi uNkulunkulu umahluleli wami wangitshela ngitshele iqiniso uthi nxa uNkulunkulu eqinisile uthi walitshela lina uthi akula sikhathi lapha umuntu ongafaka isandla sakhe kuloba yipi into eyayingayisiyo bonake lokhu uqondile lokho uqondile lokho manje lapho ngihamba lapha uthi ngime ekucineni komzila ngilelunga elidala umfowethu level lapho indoda elobuNkulunkulu umalusi wethu lapha ukugcoba abantu ngizakubeka izandla phezu kwabantu ngoba isilayezo sikaJesu emva kwePhasika kwakuyikuthi hambani liyobeka izandla bazasila amazi lokho aza kungitshela khona emzileni izazama ukuzwa lokho kugcotshwa okukhulu angikwazi lokho okuzathatha indawo kangazi loba yini okuyikho iza kwenza njengoba engitshela nje manje buyani buyani ngenhliziyo egcweleyo kungelandaba loba ekukhuza loba engatshola utho kuwe kungenani lokuthi kuyini wena hamba umbonga uyabona ngoba umsebenzi wenziwe kuyindlela yokufika kuwe manje mfowethu lonyawo lolo ngikufuna ukuthi ukukholwe nga yena ngefoni engakhupha lolo hlupho lwesisu khatshana lawe engakhipha sibili leso simo sonyawo khatshana lawe lokhu kusa bona Manje, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Futhi, inkosikazi yengane leyo encinyane. Eya yilo hlupho lwenhliziyo. Ungathandabuzi futhi. Kholwa, kholwa. Manje ngifuna umuntu wonke ebandleni. Abe semkhulekweni. Futhi, sengisiya phansi. Ukukhuleka yonke lina obani lilokhu lisemkhulekweni nje khathesi lapho ngiletha lumzila womkhuleko ngalapha ngicela ngifaka izandla zami nje phezulu lapho futhi ngikhuluma isibusiso futhi kumbula omunye wenu elesono esingavunywanga akwaziwe kini ukuthi uNkulunkulu akasoze akusilise laleso sono esingavunywanga silungisise ungakezi ngalapha ngoba kungakwenza kube kubi kakhulu ona manje akukho ekudaluleni ukudalula ngiyazithola zona izinto kodwa kuthi lokhu akusikho kudalula ngidinga inkonzo entsha lina lonke liyazwisisa kuhle kulungile kathe sikholwani manje asikhulekeni lapho sikhothamisa amakhanda ethu Baba Nkulunkulu izidindo zemino yami zilokhu zikuleyi phuluphithi kusukela amahola emva kwamahola okwamanje phose iminyaka engamathumi amathathu kumbe eminengi leyo ebengimelapha ngichumayela la kuwo wonke umhlaba futhi uqinise ivangeli engilichumayelileyo ngoba umbiko uvela kuwe angikaze ngiye kuloba iziphi izikolo angikaze ngibuze omunye umuntu kodwa wena ngibala ilizwi lakho futhi ngilindele ukubona lokho umoya owayeza kutsho ukuthi ngikwenze futhi manje Nkosi wena uyazi mayelana ngalinkonzo kamakho 11:23 Futhi ngisazi ukuthi ihola seliseduze ngisazi ukuthi ngikhulube iqiniso eligcweleyo ayelana ngosinti labo la ngodade wethu hethi labafana bakhe manje baba futhi ngisazi ukuthi lowo mbono wabuya kimi phezulu phakathi lapho embhedeni ngokunye ukusa ngabona lelo bhayibhili futhi ke isiphambano futhi ke wena futhi kwambula Engqondweni yami ukuba kufanele ngikwamukele ngoba kuqinisiwe manje Nkosi ngiyaphambili lokhu kusa ebandleni lami uma lapha phezu kwalokhu kusa kwePhasika ngikhuleka ukuthi uzangivusela esiphweni esitsha esilamandla amakhulu ngenxa yabantu amandla amakhulu hathi ngenxa yosindiso lwami ngoba ungisindisile Nkosi kudala hathi ngokwami ngilahle izinto zonke ezinkulu ukuba ngikwazi wena njengoba watsho kimi phandle lapho ethempelini elikhulu ngolunye usuku ngiyisabelo sakho manje Nkosi mangibe isabelo sakho ukuze ngithole isisa ngawe ukuthi umoya wakho uzabuya phakathi kwami futhi lapho ngibeka izandla zami phezu walaba bantu abaligugu abahluphekayo makuthi umoya wakho Nkosi wenze wonke umsebenzi yikho konke engikwaziyo ukukwenza Nkosi ngiyakhumbula umsebenzi wami ngazalelwa ukukhulekela abantu abagulayo benze bakholwe futhi uphelele lapho ukhuleka Nkosi njengi angazi ukuba ngiphelele kanjani futhi ngi bayahlupheka Nkosi futhi sengihluphekile ngokwami ngiyacela uNkulunkulu othandekayo yenza ukuba basile munye lamunye ngiyaphambili manje Nkosi ngokholo njengoMose wanyathela esiya olwandle olubomvu ngiyasuka kuliphuluphithi engcwele ngisehla kulumzila Womkhuleko ebizweni lika Jesu Kristu makuthi uNkulunkulu owanginika osinti labo uNkulunkulu owanika udade wethu hethi lawo mazi uNkulunkulu owangenza ukuba iwakhulume makahambe lami ihamba ebizweni lika Jesu Kristu Satani nilahla I wena ebizweni lika Jesu Kristu kuba uchiye ingane ichiye uma emntwaneni lo hamba futhi ingane iphile Amen. ibeka izandla zami phezu komfowethu ebizweni likaJesu Kristu futhi ngilahla inhlupheko yomzimba wakhe. Amen. Ebizweni likaJesu Kristu umnike isicelo sakhe. Nkosi, ebizweni likaJesu Kristu nika udadewethu Ruth ukusiliswa kwakhe. Amen. Ngizakhulekela ingane, kodwa ngiyehla phansi kuleyo pulupiti. Uhlala ngaphi? Bloomington, Indiana. Ngibhalele incwadi mayelana ngalingane. Ukhukhumele konke esiswini lapha khathesi. Uzakukholwa na, nkosikazi, ukuthi kuhle? Konake, baba, ngibeka izandla zami phezu kwalingane futhi ilahla ludeveli. Suka kulingane futhi makuthi khathesi ibe kahle futhi ingane isiliswe. Ungibhalele incwadi ngensuku ezithile. Bona lingane elencwala elele lapho. Nxa ungasoze uthandabuze futhi uzaletha leyo ngane futhi utshengise ukuba ikahle iphilile. Ngibeka izandla phezu kwaludadewethu futhi makabe lokuziphatha kowesifazana ongumserofenike futhi makasiliswe ebizweni likaJesu Kristu. Makuthi inhliziyo iphile ebizweni likaJesu Kristu. Ngikhuluma amazwi lawa, kufanele kube kahle, akungeni kube ngenye into. UJesu wathi, ngingakwenza nxa ungakholwa. Manje nxa ungenza usinde abonakali khona njengalokho akwenza inqama ngesinye isikhathi, angenza inhliziyo leyo ibonakale ngokufaneleyo futhi iphilile. Kufanele kube njalo ebizweni likaJesu Kristu. Makuthi inhliziyo iphile siphe khona. Manje akulula lokho na? Kulula, uNkulunkulu olula kakhulu. Sigijima ngaphezu kwakho. Manje wena obalula nje okweneleyo, ungacabangi ngakho futhi uzalunga.
Lord, let our sister be well in the name of Jesus Christ.
Nkosi, makuthi udadewethu asile ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Dadewethu, Nkosi, manje ikhulume amazwi lawa ngokuthembekileyo njengoba ngivuma phambi kwabantu. Ngibatshelile nxa usithi kulintaba suswa futhi ungathandabuzi, ungaba lakho okukhulumileyo ebizweni likaJesu Kristu. Makuthi uhlupho lolu lukhutshwe nenkathazo zakho zonke olazo. Ungathandabuzi khathesi, hamba khona duzane laye khathesi. Nkosi, ngibeka izandla zami phezu kwalo omncinyane nalelo khanda elitshaya kabuhlungu ebizweni likaJesu Kristu. Makasiliswe. Amen. Nkosi, ebizweni likaJesu Kristu makuthi intaba leyo isuswe kuye. Makasiliswe. Makuthi umfowethu asiliswe. Amen. Oyisacuthe loyisimungulu, uyisacuthe kakhulumi. Nkosi, ebizweni likaJesu Kristu ngema futhi ngachumayela usuku ngosuku lomnyaka ngomnyaka, angikaze ngibone ukholo luhlangana lawe empilweni yami yonke, kodwa kwaba lento eyenzakalayo manje. Uyisacuthe endlebeni yakhe futhi udabukile esiswini sakhe. Makasiliswe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje ungathandabuzi. Nkosi, uyazazi inhlupheko zomzimba wakhe lezandla phezu kwakhe ngenhliziyo epheleleyo makasiliswe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Ukufa kuhlezi emnyango ohodwa ukholo okulandelayo. Nkulunkulu, ngiqela ilitshe khatshana futhi vumela ukholo luthathe indawo makuthi imvukuzane imthiye ebizweni likaJesu Kristu. Nkosi, makasiliswe, ngibeka izandla phezu kwakhe. Umbiko ulokhu uzwakala emidulwini ebizweni likaJesu Kristu. Makasiliswe. Baba, Nkulunkulu, ngibeka izandla phezu komfowethu. Makube njalo Nkosi, umoya wakho lamandla ukumnika isicelo sakhe. Makube njalo ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Sokuphelile, ungakuthandabuzi khathesi. Nkosi, isifiso somfowethu ikubuya ebukhoneni bakho ngesimo lesi phezu kwakhe. Manje ebizweni likaJesu Kristu makabe lakho lokho akucelayo. Amen. Kuyinto bani enkulu makuthi umoya ongcwele ubuye phezu kwalumntwana ngenkazimulo kaNkulunkulu ukuze bamlethe phezulu kweyakhe ngenxa yombuso kaNkulunkulu makuthi akwamukele. Amen. Baba, ebizweni likaJesu Kristu makube njalo ukuthi udadewethu asile futhi lesicelo sakhe sinikezwe ebizweni likaJesu. Amen. Makwenziwe. Uza kwamukela umoya ongcwele akula ngenye indlela ukukuvalela. Ufanele uwamukele, ufanele uwamukele wona ngoba uNkulunkulu wacho njalo ana ngakho. Bahlaza nje loloqweqwe oluncinyane lapho wothi nje, Baba osezulwini, ebizweni likaJesu Kristu nika isicelo sikadadewethu. Amen. Baba, ebizweni likaJesu Kristu nika isicelo sikadadewethu. Makasiliswe. Amen. Angenza usinti abe khona izikhathi eziyisikhombisa zilandelana. Waye ngapha lo mfazi loba yini akucelayo engakupha lawe. Nkosi, ebizweni likaJesu Kristu phana isicelo sikadadewethu. Ngolilizwi lakho ngiyabonga futhi akuphiwe kuye Baba ngoJesu Kristu. Amen. Abathandekayo bakho Baba, ebizweni likaJesu Kristu ikalezi Nkosi, umfazi omncinyane ongumJuda unguNkulunkulu kaAbrahama ukuphe ebizweni likaJesu Kristu sicelo sakhe. Makube njalo. In the name of Jesus. ebizweni lika Jesu Kristu uNkulunkulu wasezulwini phana isicelo sakhe. Amen. Inkazana le encinyane lapho nje ubuya kuplatform lapho uNkulunkulu ubengitshela konke ngempilo yakho uzasusa ukwethuka lokho kuwe Nkosi. Yalahla ukwethuka kulunkazana ngakumchiye kuleli hola futhi iphume ihamba lapha ijabula kakhulu. Kuza kuba njalo ebizweni lika Jesu Kristu. Nkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakho uJesu ekuvukeni esikujabulelayo makakujabulele kakhulu lamuhla ebizweni lika Jesu. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu yabeka izandla phezu kukadade wethu icela ukuthi asiliswe khathesi ebizweni lika Jesu. Ebizweni lenkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu makasiliswe udade wethu. Amen. Akungeke kumvimbele, kufanele kuhambe. Hamba lokhu kufanele kuhambe nje Nkosi ebizweni lika Jesu Kristu makasiliswe udade wethu. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu ngiyasilisa lo udade wethu. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu ngiyasilisa udade wethu. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu ngiyasilisa udade wethu. Ebizweni lika Jesu Kristu ngiyasilisa lo udade wethu. Ebizweni lika Jesu Kristu yamnika isicelo sakhe. Amen. Nkosi ebizweni lika Jesu Kristu ngiyanika umama lo omncinyane isicelo sakhe. Ebizweni lika Jesu Kristu ngiyamnika isicelo sakhe. Nkosi, Nkosi ebizweni lika Jesu Kristu ngiyamnika isicelo sakhe. Sathane, ngiyakuxotshela phandle ebizweni lika Jesu Kristu. Chiya umfazi, ube kubophile isikhathi eside, usukhululekile khathesi, uza kusila, uya kulunga khathesi, kunake ukholwe khathesi. Nkulunkulu ebizweni lika Jesu Kristu yanika ludade wethu oyisigoga ukusila kwakhe. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu yanika ludade wethu ukusila kwakhe. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu dade wethu ngiyakupha ukusila kwakho. Amen. Makube njalo ngiyathemba uNkulunkulu angenzi iphutha, siphe lokho ngokholo. Makube njalo, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakupha amandla okusilisa uhlupho lwenhliziyo futhi uyayikholwa indaba engiyikhulumileyo nje ngenhliziyo yakho yonke na. Konake yakunika ukusila kwakho ebizweni lika Jesu Kristu, ikunika ukusila kwakho. Mubani ibizo lomfazi lo ohambe ngemuva lapha uhlala lapha kwenye indawo? Wena kumbula ukuthi usilisiwe, lokho kuliqiniso nje njengoba ngimile lapha. Baba ebizweni lika Jesu Kristu phana lokhu ngiyakhulekela ukusila kwakhe. Amen. Baba ebizweni lika Jesu Kristu makabe lokusila kwakhe. Amen. ngiyakumemezela wena ngi ngomusa kaNkulunkulu ngesipho saphezulu ngiyakupha ukusila kwakho ngiyaxotsha lowo develi futhi uyakholwa dade wethu Rose oh nkosi dali wamazulu lomhlaba nika ludade wethu Rose Austin lokhu kusila nkosi ebizweni lika Jesu Christu amen yikho lokho dade wethu Rose hamba ukholwa khathesi nkosi nika kudade wethu ukusila kwakhe ebizweni lika Jesu Christu amen uyakholwa lokho uyakholwa lokho konke okuncinyane kwakho konake iyakunika ebizweni lika Jesu isicelo sakho uNkulunkulu ozamsilisa makube njalo Nkosi ukuthi umfo wakhe uzakusiliswa enyameni lasemoyeni ebizweni lika Jesu Christu amen Maguti leli kube lihola lokuthi lapho Nkosi yabeka izandla phezu kwakhe lapho engelathemba ngokupheleleyo kubo dokotela kumbe loba yikuphi ukwelatshwa okuvela emithini yezesayensi kodwa hathi ekuhlanganeni noKristu ovukileyo ebizweni lika Jesu makasiliswe amen Nika kudade wethu ulalelisisa isicelo sakhe ukhangele ilizwi lonke alikhulumileyo kungenxa yombuso eyakhuleka ukuthi uzakumnika ebizweni lika Jesu amen
I'm not going to be able to do it.
Nkosi, njengenceku yakho, ngilalele lo mama ekhalela ingane yakhe. Yalahla udeveli oyenze lokhu. Futhi bezu ngokuvuma kokholo lowesifazane ngiyaxotsha ludeveli awusoze wenelise ukugogisa lumntwana siliswa ebizweni likaJesu amen uyasiliswa nje dade ungakuthandabuzi nje la kancinyane uNkulunkulu akubusise mfowethu ingane yakho leyina make mukele umoya ongcwele awungeke uhambise ingane kwenye indawo futhi uyilalele nje okwemzuzu emilutshwane ngiyakholwa enye into yenzakele enganeni uza kwamukela uyakukholwa lokho ebizweni likaJesu Kristu makuthi umfowethu amukele ukusila kwakhe Nkosi makuthi amandla kaNkulunkulu uSomandla alahle ukuhlupheka komzimba wakhe futhi amgcwalise ngomoya ongcwele leli ihola lesikhathi ebizweni likaJesu Kristu yakunika kuye amen ithukela ayisekho wamukele umoya ongcwele kulesikhathi esinganani uhlupheka impilo yakho yonke uyakholwa na ukuthi uKristu uza kukusilisa futhi ekukhulule ekuhluphekeni lokhu akwenze ube kahle umntana wakho unyawo lwakho lwakho ubuye wedwa na nga ngangilamandla ngaphakathi kwami bona kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzangisiza ngibe lokholo ngakho iza kwenza into yonke esemandleni ami uyangikholwa na uyayikholwa leyo ndaba ngabo sinti labo uyakholwa na uyakholwa ukuthi uyenzeka ukuthi lokhu kusa ukuthi uNkulunkulu engasilisa umzimba wakho futhi uhambe njalo uhambe njengokuthi ufanele ukwenze wasekuqaleni kulento eyenzakalayo nje ekuzalweni kwakho lapho kulento eyaphazamisa enye into kancinyane futhi awuzange ukhule kahle nje njengogatsha nje lukhula phezu kolunye ugatsha lona ulubandezela phansi awu nxa ugatsha lolo lungasuka kulolo gatsha luzaqondiswa futhi lulunge bona kunjalo na isiqalekiso singasuka khona ke uzasila bona Nkosi ngiyacabanga alubana lo bekungumntana nami alubana lo bekungumfowethu ngokholo ngiyakhupha isiqalekiso ebizweni likaJesu Kristu amen Nkosi ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe futhi ngicela ukusila kwakhe ebizweni likaJesu Kristu amen Baba uNkulunkulu ebizweni likaJesu Kristu ngibeka izandla phezu komfazi lo ohluphekayo ukusiliswa kwakhe amen dadewethu Nash uNkulunkulu wakusindisa emvukuzaneni iminyaka ethile edluleyo Nkosi nika udadewethu Nash isicelo sakhe njengenceku yakho ngiyakucela kuza kwenziwa yiyo impendulo dadewethu Nash ebizweni likaJesu Kristu nika udadewethu isicelo sakhe amen ngiyabonga mfowethu futhi buyela ebantwini bakho ababelapho makuthi uNkulunkulu akunike kuyisikhathi esihle kangakanani abantu bakho babuthana lapho ikhonale wawuse Bombay lapho sikhonale awu khonake uyakholwa izinto lezi engizi ozizwileyo Nkosi lapho ebuyela ebantwini bakhe ngaphethe akolwandle makahambe egcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu nesilisiwe kuso sonke isicelo asicelayo makahambe futhi akwamukele ebizweni lika Jesu Kristu. Amen.
In the name of Jesus Christ, the Son of God, may our sister receive her request.
Ebizweni lika Jesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, makuthi udadewethu amukele isicelo sakhe.
Lord,
Nkosi, nika isicelo sikadadewethu, makuthi uhlupho lwakhe luchabalale khona khathesi ngokuvuka ngoJesu Kristu. Amen. Dadewethu, umele kube njalo, umele kube njalo nje. Uyafuna lokhu kuphindwe evangelini na? Nkosi Nkulunkulu, lapho lintombazana imelapha hathi ngezizathu zokuzifunela ukhulekela umfo wakhe kulesifo egazini lakhe, ngiyamnika isicelo sakhe ngomsebenzi engawuthunyelwayo engawunikwayo yingilosi langombono kaJesu Kristu amaviki amalutshwane adluleyo ekamelweni lami. Ngiyanika linkazana isicelo sakhe. Amen. Kumele kube njalo. Uhlala eduzane lapha na? Memphis, Tennessee. Ungibhalele incwadi. Uza kuba lesicelo sakho. Mfowethu Grimsley. UNkulunkulu akubusise. Mfowethu Grimsley. Nkosi, singakhumbula ukuthi ubuye khatshana kanjani umfowethu. Legodi agejwa kilo. Ufuna okuningi ngomoya wakho Nkosi. Lokhu ngiyamnika ebizweni lika Jesu Kristu. Sibona imisebenzi yakhe yemuva ukuthi uzamile ukubulandela khonake ngamandla esilayezo esaphiwa kimi uJesu Kristu. Saqiniswa ingilosi yombono. Yapha umfowethu Grimsley isifiso sakhe. Umgcwalise agcwale ngokholo lokuhamba eduzane. Aza kuba lakho aluba bengikutshelile. Hamba futhi usile ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Uyakholwa lokho engikukhulumileyo ngabosinti labo lalezo, futhi uyakholwa lokho ukuba liqiniso khonake. Uyanginika lokho engikutshoyo kulintaba. Awusoze ube lokunye. Akuyikuba esinye isifiso. Uza kuba yikho kokubili uphilile. Ngiyamnika isicelo lesi asicelayo kuye ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Baba Nkulunkulu, ikeza kulo udadewethu isicelo sakhe ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Kuhle dadewethu, hamba ukholwe. Baba, lapho lumfazi esedlula, ngiyakhuleka ukuthi uzamnika isicelo sakhe ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Ebizweni lika Jesu Kristu, ngiyamnika lumfazi isicelo sakhe. Amen. Ungakuthandabuzi. Uyakholwa ukuba uzakwamukela na? Khonake, ngiyakunika isicelo sakho ngamandla anikwa kimi ngesilayezo sika Jesu Kristu, futhi safakazwa. Hamba futhi uNkulunkulu uza kuba lawe. Mfowethu Fred, woyini okusenhlizweni yakho? Mfowethu Fred Southman, ngiyalahla leyo tshefu emzimbeni wakho. Mayikuchiye ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Mfowethu Collins, Nkosi, lo mfowethu oligugu udinga ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Nkosi, ngakho konke okukimi, ngiyamemezela lesi sibusiso phezu kukamfowethu Collins. Siphe khona makuthi umoya ongcwele ubuye phezu kwakhe, futhi makuthi agcwaliswe ngomoya ongcwele. Amen. Mfowethu Collins, kumele uwamukele. Ufanele ubuye nje. UNkulunkulu uyasilinga kuphela. Nkosi, muphe isicelo sakhe. akuthi akukhonze lemuli yakhe ikukhonze ngenhliziyo zabo zonke. Nkulunkulu, nika kudadewethu isicelo sakhe kukho konke akucelileyo, makuthi akwamukele ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi, nika lumfo wethu amandla ukuncedisa ibandla lakhe, makuthi lokhu kuphiwe ngiyamnika lawa mandla ngoJesu Kristu. Amen. Dadewethu, leyo yinto embi leyo olayo ukwethuka. Uyakholwa lokho engiza kutsho kuwe kuliqiniso? Uyakholwa lokho khathesi na ukuthi ngikhulume kuwe iqiniso? Khonake ngiyanika kuwe ukusila kwakho ngebizo likaJesu Kristu. Ngiqinisekile njengoba ngimile kuphulupithi, ukwethuka kwakho akusekho kuwe. Kume phandle phezu kwakho Nkosi Nkulunkulu, umfowethu omncinyane oligugu lapha ukuzika lokujula komoya wakhe. Ubiza njengokujulileyo kubiza ngokujulileyo, ufuna umoya ongcwele. Uhloniphe inkonzo yakho Nkosi endleleni yonke ayenelisayo. Ngamandla kamoya ongcwele mawubuye phezu komfowethu, uthi yena agcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu lomusa umoya ongcwele. Mamukele lapho ngimnikela ngaku